Ngiyabo mfo wethu Nevi inkosi ikubusise kuhle ukuba sethebanekele njalo ekuseni lo amavuka amahle alomusa kini lo futhi ngiyathemba ukuthi leli lizaba lilanga elikhulu kithi sonke ebukhweni benkosi yethu futhi kathesi ngilesifundo ekuseni lo ngifuna ukuthi ngihle ngingene khona kanye kulesi sifundo ngoba ngicabanga ukuthi siqakathekile futhi kuyi futhi ukuze sigcine umbuthano ekuthini ungadani kakhulu uyakwazi kumele sihlale isikhathi eside abanengi bemile ngizahle ngiqonde kanye esifundweni futhi kathesi lamuhla ebusuku ngifuna ukukhuluma ngesihloko esithi umholi wempilo yami futhi ngithemba ukuthi abanengi abenelisayo abanengi abangenelisa baza bakhona ngaleso sikhathi lobu busuku kungenani nxa ulebandla elingelakho yebo-ke siyafuna ukuthi libe ebandleni lenu kungumlandu wenu ukuthi libe khona lapho ukule ndawo yenu eyomsebenzi ukuze ukukhanya kwenu kukhanye kathesi silokhu sithemba ukuthi isikhathi sonke lapho liphendula siza kuba le ndawo enkundlwana lapho kodwa siba lobunzima kanye lakho yonke indawo labo abeqembu eliyiphatha imali bazame yonke imizamo futhi bathumela endaweni eyodwa bakuvuma bese bekuthumela kwenye indawo njalo bakwenqabe futhi bekuphendukise njalo bekuvume ngapha njalo kubuyele isikhathi esinjani esibe laso kodwa yakwazi usathane uhlala elwisa lokho okulungileyo khumbula nje uhlala uqondile ngibe ngimangala ukuthi ubukade ungaphi Antoni ngiyabona uhlangene lo baba wakho futhi ngikhangele ngale phakathi kombuthano uthe ube uhleze lapho siyajabula ukuba lawe lo baba wakho kanye lathi lapho mfo wethu Milano ovela eNew York ngikhangelele ukuya phesheya kolwandle kulesi sikhathi ngizathola esinye isikhathi sokuphumula sentwasa ngisuka eNew York phandle le endaweni ethile uba inkosi ivuma futhi siyajabula ngomunye ngamunye wenu lonke nje kuhle kini ukuba lapha futhi sibe nesikhathi esihle ngobusuku obedlulileyo kumbe ngingathi mina ngibe laso ngibe le futhi u-Isaya ethempelini futhi lina futhi ekuseni lokho ngifuna ukukhuluma ngesifundo kumbe ukufundisa singatho njalo uba singenelisa ukwakha ithabhanekeli eliphilayo ukwakha ithabhanekeli eliphilayo le ndawo elihlala khona uNkulunkulu ophilayo umuntu opheleleyo ithabhanekeli eliphilayo likaNkulunkulu ophilayo lapho ahlala khona futhi nxa ngiyazwisisa ukuthi balokunye ukuhlabelela okuhle lapho ngangitholi ukuzwa lokho futhi lobo busuku ngizazama ukufika phansi lapha umkami ungitshele ngomfo wethu u-Angren ngiyakholwa yilo ibizo lakhe ovela phansi eTennessee kathesi ube lapha izolo ebusuku kangimboni ekuseni lokho kodwa ngicabanga ukuthi ulapha kwenye indawo futhi ngizafuna ukumuzwa ehlabelela lamuhla ebusuku uba ngizenelisa leyana kungaba esehla kusukela enkazimulweni yakhe kumbe umkhulu kangakanani wena ngifuna ukuzwa lokho bangaka bafuna ukuzwa umfo wethu Angren ngiyathanda ukuhlabelela okuhle futhi uMitha uthe ungani ulelizwi elijiyileyo futhi kungikhumbuza umfo wethu uBaxter ungumhlabeleli laye njengoba sonke sikwazi futhi esehlela kusukela enkazimulweni yakhe kumbe umkhulu kangakanani wena ngiyakholwa ukuthi sengimbonile kathesi ngale lokho-ke kulungile mfo wethu Angren lobo busuku nxa uthanda nxa ungazihlalela uzahlala kumbe uzazama ukuhlalela inkonzo yantambama kuhle kulungile ngiyakutshela pho lokho-ke nxa ngangifuni ukuphambanisa loba ngubani kodwa kwehlulani ngakuba singenza ngesikhathi sempawu ezisikhombisa sesichumayela lokhu uba lingabuya ngiyafuna ukuzithepha yabo ukuze likuthole umkhulu kangakanani wena futhi njalo esehla kusukela enkazimulweni yakhe ngesikhathi leso akukuhle yini ukukhonza inkosi na ngangikwazi ukuthi ngangizakwenzani ukuba ngangingayisuye umKristu. Kuhle nje ukuba ngumKristu. Ngizwa kusithi ngeqe phansi futhi laphezulu. Njalo ngimemeza phezulu kwelizwi lami ukuba ngumKristu ucabange konke. Ugxilile kuKristu. Ngiyakwazi ukuthi ngilibiza kubi ibizo lalindoda sonke isikhathi, kungaba ngu-ST kumbe ngu-TS kumbe okunye okunjalo. Summers, umfowethu Summer. Yena, ngifuna ukumbonga lo mkakhe oligugu omncane. Ngicabanga ukuthi waqeda phose, kukhanya ngani kungaba zinyanga eziyisithupha ethayipha izikhathi zebandla eziyisikhombisa. Futhi kathesi sesilalo lapho, selithayiphiwe laphela, selilungele ukuhlolwa amaphutha nokuba kube isimo sogwalo izikhathi zebandla eziyisikhombisa. Dade Samna, bangaphi lapho ukhona, ngokuqinisekileyo uzasivumela ukuthi sikubhadale lokho. Lokho kuthethe umsebenzi omnenge. Kungani lilo hlonzo olungaka? Kungangithathela inyanga eziyisithupha ukuthi ngilibale lonke. Singasabali ukulithatha lisuka kutape lokulitshintsha lokulisusa okuphindaphindiweyo lokuliyenza libe lugwalo. Sizalilungiselela futhi selithumele ekudindweni khona kanye, ngoba sicabanga ukuthi yinto abantu abamele babelayo kathesi futhi lingalifunda. Futhi uBhili ubengitshengisa nje mina lapho ngingena le emuva imzuzu emlutshwane edluleyo ukuthi selilungele ukuya dindiswa. Ngakho dade, ithabhanekeni liza kubhadala ngalokho. Kangikhangeleli ukuthi wenze lokho kungatholi lutho. Futhi kumbe thina nxa singaluthola ugwalo futhi sibe sesifaka intengo kulo, kumbe enye into, sizabeka intengo lapho othola khona enye into loba nini abalithengisa khona loba kungaba kuyini. Wena kumele ukhulume lebhodi, ibhodi labaphatha isikhwama semali, kumbe abanye babo ngale futhi baza kunakakela khona. Inkosi ikubusise kakuhle. Umfowethu lo dadewethu Kid, abancane abalupheleyo abahlezi lapha abangaba ngaphansi kwekhulu kancane, futhi ngihlangane laye isikhathi esincane esidlulileyo. Futhi what, hawu, mhlawumbe lesi sizaba isikhathi sokugcina ukuthi ngikubone. Mfowethu Bhili, wathi sengiluphele. Ngathi, oh, mina bo, kangifuni ukukuzwa usitsho njalo. Linjengo mama futhi lo baba abadala. Siyabathanda umfowethu lo dadewethu Kid. Thina sonke siyabathanda. Futhi kuyenza okuthile kimi nxa ngibabona behamba bengena ebandleni njalo abadala ababili abathetheneyo benjalo. Futhi akucabanga babechumayela ivangeli ngingakazalwa, futhi sengiyindoda elupheleyo. Yebo, akucabangi babechumayela ngingakazalwa, futhi sengilapha kathesi. Ngiyacabanga ukuthi sengiluphala, bese ngicabanga ukukhalala sengibona umfowethu lo dadewethu Kid bengena. Udumo kuNkulunkulu, haleluya. Ngiyathi hatch, ngizwa kuhle. Yebo numzana, ukubabone ukuthi benelisa bakufunzelele kanjani. Ngakho kube usunanzelela ukuthi phose iminyaka yami yokuzalwa, njalo futhi beqhubekela phambili enkundleni. Babuyile lamuhla ekuseni njalo bacela ingwalo, uba bengathatha ingwalo njalo bazithengise, bebefuna amathepu ukuze bahambe bathole imphefumulo ngokukhalisa lawo amathepu bele minyaka yokuzalwa ephose ifika ikhulu. Gates, zingaphi impiko zakho ezimbili esibe sikhuluma ngazo ngobusuku bayizolo? Yebo, ngiyaqalisa ukukhumbula ngokuthi zingaphi ezami esechilo lokhu izolo. Kule minyaka emingaki dade Kid? Amajumi ayisificaminwembili lanye. Le minyaka emingaki mfowethu Tom? Iminyaka yokuzalwa engamajumi ayisificaminwembili lanye, lamajumi ayisificaminwembili lambili. Futhi balokhe besebenzisa amaphiko abo kumsebenzi, balokhe bequbeka. Loba kuyini okuphambanisekayo e-Ohio? Lokho okwaziwa ngudade Kid. Ucingo liyakhala ngekhaya ngelinye ilanga. Watshaya ucingo njalo usane oluncane oliyinkazana. Ikholo kwakunjalo, lwazalwa njalo amathumbu ayephandle kwakhe, isinye singaphandle kusane. Futhi udokotela wayengakwazi ukuthi enzeni ngakho, njalo wayesesaba ukumhlinza. Sathandaza, babuyisela amathumbu phakathi ngokumhlinza, njalo bacabanga ukuthi kasoze aphile, futhi lwaphila. akula ndlela ke kusukela lapho okuhamba khona ingcekeza ukuthi ukudla kudlule kuthi udade kit wakhaya njalo ucingo sathandaza njalo futhi kathesi thele ndlela efaneleyo futhi nangu lapho njengomfakazi lodokotela laye bona kuyibufakazi bokuthi inkosi uJesu umdali omkhulu bona ukuthi uSatan wazama ukwenzani ukukhawuleza impilo yalo san futhi ke bona ngakho ngiyakholwa ukuthi inina labuya enkosini waphenduka enkosini utate kit wamkhokhelela ukuthi abuyele kuKristu ngemva kwalesi simanga esikhulu esayenzakala kusane lwakhe ngithole ucingo oluvela eCalifornia izolo umfowethu omncane ongumthumayeli phandle le engangilaye ngiqalisa ukuya eCalifornia iminyaka eminingi eyadlulayo umzukulu wakhe ongumfana wazalwa elamavalufu amane amavalufu amathathu evalekileyo enhlizweni yakhe futhi ngamtshela ngalolu daba ngathi uNkulunkulu owayengadala lokhu okunye njalo akuqondise ngeqiniso angasilisa umzukulu wakho tshela nje umfana omncane ukuthi amesibindi futhi umfana waye semhlanganweni ngiqalisa ukuba seCalifornia phose iminyaka engaba lichumi lasificamunwembili edlulileyo manje iminyaka elichumi lesithupha eyadlulayo bekuyiyo futhi ngangiseCalifornia futhi yena wa umhlangano lo wafunzelela lo mfana waze lapho sebetholile usane njalo soluzelwe njalo babona ukuthi kwakulento engamanga kuhle lwalunjenge sibhakabhaka njalo bazama ukupompela umoya wokuphefumula lokunjalo njalo futhi kwakungakakhanyi sengathi lwaluzaphila labo dokotela basebe luhlola njalo bathola ukuthi amavalufu amathathu enhliziyo ayevalekile kungelangitsho sikhala bona ivalufu eyodwa nje eyayipompa futhi wabiza uyise njalo wasesithi baba biza umfowethu Branham khona manje mtshele ukuthi konke cela nje uKristu uzakwenza yikho lokho oh mina bo leyo mfuzelelo lokho abakubonayo bona esikhulume ngakho izolo ebusuku into eqondileyo ngesikhathi esiqondileyo awu singaqhubeka sikhuluma singasoze singene kusifuna singangena na ufanana loluju ekuseni okulomqalo kuyabe lujile sibi liyakwazi njalo luhlangene siyajabula kakhulu ukuba lobudlelwano obunjalo yebo nomzana ngakho kathesi kasizithuliseni kathesi njalo sihle singene kusifundo kathesi sisiya mhlawumbe ngangikwazi ukuthi liyakubona lokho kumbe hatch ebuleki bodini lokubhalela mhlawumbe ngingakuphendulela kanje okwesikhathi esincane ngani izakwenelisa kathesi abanye beni ukuthi utheni hatshi ngangiboni njalo okwakathesi dok mhlawumbe nje mbayimbayi kulungile sizayenza njalo ngingathola okulutshwana siloku kukhombela lapho kulungile kasikulumathiseni ngiyabona yini lina elisemuva le liyenelisa uba ubona phakamisa isandla sakho uba ubona libhodi lokubhalela ukubala lokhu okulapha hatshi kulungile thathani okoku khombela kathesi besalungisela lokho sengiphuza ukuqalisa ekuseni lokho kumbe hatshi ngiphangise ngemizuzu engaba lichumi lanhlanu futhi ke njalo sesizathatha isikhathi sethu kathesi ngoba kasifuni ukujaha lapho ujaha uyaphambanisa izinto obuza zikhuluma kathesi ngibe ngilalele ithepu ngelinye ilanga njengoba ngalitshela njalo ngaba lamahloni ngami hatshi ngalokhu engangikukhuluma kodwa ngendlela engangikhuluma ngiphangisa kakhulu njalo elingahlalisekanga ngizwa ukuthi ngimeku ngabona ngelinye ilanga lapho ababeza kwakha khona indawo enkulu eyokubukisa khona izinyamazana lapha phakathi kwe-Louisville futhi uMnu Brown ngikholwa kwakunguye khona le wanikeza izigidi samadola ekwakhiweni kwendawo eyokubukisa inyamazana zeganga awu kuba ngangilala ngangi ngibanika ukuthi bazikhulule lezo nyamazana ngangikholwa ekufakweni kwezinto ekhejini kanjalo vele ngiyahamba endaweni ebukisa inyamazana zeganga njalo ngizibone lezo nyamazana ezizwisa usizi amabhere lezilwane lokunjalo zihambe le lale zisentolongweni okwempilo yonke uyabona kukwenza uzwe kubi phezu kwakho konke zithunjwe ngolwazi lomuntu ohlakaniphe ukwedlula zona bona futhi bayazithumba njalo bezifake ekuthunjweni futhi ngicabanga ngokuthi udevil uyakwenza lokho uthatha abantu abaligugu abamele babe behamba-hamba endaweni zikankulunkulu ezinkulu lezinkundla kuthi futhi lezinto ezinjalo ebese bafaka endlini yentoloko yenhlangano ethile kumbe isivumo kholo esithile kumbe okunye njalo ebe sembophela khonapho futhi kuyinto embi kangakanani futhi angizithandi indawo zokugcinela inyamazana zeganga ezibukiswayo kodwa ngizwa enye into njengeyinye yaleyo nyamazana lapho uyabe uvalelwe ekhejini njalo uzama ukuzikhulula uyazi ukuze uphume uyokwenza okunye ngathesi singakezi elizwini ngasize kumlobi welizwi lapho sikhothamisa amakhanda ethu ngathesi sithandaza Baba wethu osezulwini olomusa sibutheni ekuseni lo njalo ebizweni lenkosi uJesu indodana yakho ethandekayo uNkulunkulu enyameni weza emhlabeni ukuba yinhlawulo yezono zethu njalo wafa olungileyo ukuze thina ngokulunga kwakhe singabangalunganga sipheleliswe kuye siza sivuma ukuthi kasifanelanga nkosi akulalutho oluhle ngathi futhi sonke sisendlini eyodwa enkulu eyintolongo akukhathalekile ukuthi sime kuliphi igumbi sonke sisentolongweni yinye omunye wayengeke asize omunye kodwa uNkulunkulu kusihlawu sakhe esingapheliyo wehla phansi njalo wavula umnyango wentolongo ukuze asikhulule kathesi kasisavalelwanga ekhejini kasisekho esibayeni somhlaba esigcinelwa inyamazana zeganga ezinge zombukiso kodwa kathesi sesikhululiwe sesiphandle Oh simthanda njani njalo simhlonipha njani singahamba njani phakathi kwenkundla zisithembiso sakhe njalo sizibone zicwaliseka phambi kwethu njalo ngawethu amehlo siyambona uNkulunkulu omkhulu oh phakade ezembula phambi kwethu njalo azenze qotho njengalokho akwenzayo kuba prophet basendulo Sisazi lokhu ukuthi bayaphumula belesiqiniseko sokuthi ngelinye ilanga sizabuyiselwa njalo uba impilo le isiphelile ekuvukeni kwabafileyo sisiya empilweni ephakade engasoze iphele imizimba yethu kayisoze iluphale futhi kasisoze sife futhi kasisoze silambe futhi kasisoze sibe lendimo kodwa sizahamba laye Sifuna ukumuzwa esithi ngena entokozeni yenkosi oyilungiselweyo kusukela ekudatshulweni komhlaba emuva isono singakangeni ukuthi wayese lungiselele njengaku Adam no Eva ukuthi babengasoze bagule kumbe ukuba lohlupho futhi kathesi wakulungiselela thina futhi wayesazi ngaphambili ukuthi siyeza isono senza ukuvimba okukhulu kathesi isono sesisusiwe ngegazi likaJesu kathesi siqonda elizweni lesithembiso ngesithembiso sikaNkulunkulu esiphakade sibusise kathesi baba Lapho sifunda ilizwi lakho ufuna ukuba kwazi ukuthi kumele sibe ngabantu abanjani ukuze sibe khonale sincede lamuhla kulesi sikolo ukuze umfundisi omkhulu abe lathi umoya oncwele oza kwehla phansi njalo azambule kithi ngelizwi lakhe ngoba sikucela ebizweni lakhe njalo la ngenkazimulo yakhe amen Gates okokuqala ngifuna ukuthi lihambe lami kuPetro wesibili isahluko 1 ngifuna ukubala isigaba salombhalo uPetro wesibili isahluko 1 futhi kathesi yini elilama penseli lamaphe futhi ngiyakhole ngitsheliwe ekuseni lokho ukuthi kwesinye isikhathi ngichibilikisa ikhanda lami usuka lapho wenza itape ingazwakali kuhle Yabe ningazimiselanga kwenza njalo. Futhi ngiyakhula kwesinye isikhathi uba singaxabanga ukuthola iweb microphone njalo silengise esilingi lapho. Akulani lokuthi uyabe ungawa lapho uyabe uqondile. Kuyabe kuphelele yonke indawo nje. imicrophone nje phezulu kwesilingi. Futhi kathesi njengalokho ngisakhuluma, njalo uba li ngemuva kwenkonzo kumbe lifuna lingadweba iskeleton esilapha, njalo ngizayenza uthayitshwe lapha. Ngizathatha okokubambisa ngikuphanyeke phambili lapha uba lifuna ukukwenza ngesinye isikhathi. Phangisani ukubuya lamuhla emini ukuze sizwisise. Kathesi sesilanda impawu eziyisikhombisa, sisanda ukuqeda izikhathi zebandla eziyisikhombisa. Futhi lo ngumbiko wokufundisa ebophela umuntu phakathi ozahlengwa ngegazi lenkosi uJesu. Futhi uza kuba kuleso sikhathi sebandla, leso sikhathi sebandla esiphakade ekugcineni kwempawu. Manje siyakwazi ukuthi sile mpondo eziyisikhombisa, inhlupho eziyisikhombisa, imiganu lokunjani esizangena kukho. Lapho sikuqhubeka sisiya, kodwa simelele indawo enkulu ukwenzela ukuthi abantu behlale. Kathesi futhi ngicabange ukuthi lokho kuzabo phana kufike lapho ebengikhangelele khona. Bengingakhangelelanga ukudweba iskeleton lesi, kodwa ngelinye ilanga ngangilabangani bami abathandekayo abakoCox le eKentucky. Ngehlela khona sengicabange ukuthi ngithole elinye njalo ilanga lokuzingela osinti isikhathi singakavalwa. Futhi ngangisegangeni lomngani wami uCharlie, simile khona lo Rodney umfo wakhe. Kangizange ngike ngibone ngitsho uSinti, ngicabanga ukuthi ngabethusa bonke babaleka lapho sengimemeza egangeni. Lokho yikho okwafika kimi bafana lo dade uNeli lo Maggi, njalo ngize ngilitshele ukuthi ngizalitshela ngesonto lapho sengifike kukho. Yikho okwafika kimi ngombiko engangizakhuluma ngawo, futhi lokuthi konke kwakubambana njani kukho. Futhi ngiyakuthanda lokho. Ngaba lo moya sibili wokumemeza khona egangeni. Ngakho kathesi ngasibaleni kathesi uPetro wakuqala kumbe uPetro wesibili singatsho isahluko 1 isigaba esithile sayo. USimoni Petro, inceku kunye lompostoli kaJesu Kristu, kubo abathole ukholo olufanayo lathi ngokulunga kukaNkulunkulu kunye lomsindisi wethu uJesu Kristu. Ngiyathanda indlela okubhalwe ngayo khona lapho, ngoba isifundo sami sonke lamuhla ekuseni sisekelwe phezulu kokholo. Bona, ake ngibale futhi lokho, lalelisisani. USimon Petro, inceku kunye lompostoli kaJesu Kristu, kubo abathole ukholo olufana nayo ngokulunga kukaNkulunkulu umsindisi wethu lo Jesu Kristu. Nanzelelani, utsho ukuthi ngithole lolu kholo, njalo ngikhuluma lokho kulabo abathole ukholo olufana nayo. Ngifuna kayisikho okomhlaba ophandle, lokho ngokwebandla bona labo abakuKristu. Umusa lokuthula akwengezwe kini ngolwazi lukaNkulunkulu njalo lolukaJesu Kristu iNkosi yethu, njengalokhu amandla akhe obuNkulunkulu usiphile zonke izinto. Amandla akhe obuNkulunkulu kathesi asesiphile zonke izinto ezimayelana lempilo. LobuNkulunkulu ngolwazi lwakhe yena osiyibizele kunkazimulo lamandla. Lapho thina sinikezwe izithembiso ezinkulu lezi ligugu, ukuze ngazo lezi zithembiso singaba ngabahlanganyeli bemvelo yakhe yobungcwele. Kathesi kuyekeleni lokho, kuthophele, kujule kathesi. Kangitshumayeli lamuhla ekuseni yafundisa nje lesi sifundo, imvelo engcwele. Ake ngibale leyo ndima 4 njalo kathesi ukuze lingakukhuthi. Lapho siphiwa, lapho thina sinikezwe izithembiso ezinkulu lezi ligugu, ukuze ngazo lezi zithembiso singaba ngabahlanganyeli bemvelo yakhe yobuNkulunkulu, sesiphephile ukubola okusemhlabeni ngenkanuko. Bona, umhlaba sesikuphephile lokho kathesi. Lokhu ukutshela ibandla yiso isizathu silapha lamuhla ekuseni ukuze sidinge indlela yikuphi okufunwa nguNkulunkulu. Akula muntu lapha othanda uNkulunkulu kodwa ofuna ukuba njengoKristu kakhulu. Kathesi kubekiwe lapha wonke umKristu ngiliqawe lakudala. Khangelani umfowethu lo dade kid lapha, mhlawumbe yibo abadala kakhulu kusakhiwo. Kodwa uba ngingababuza isiphi isifiso senhliziyo yenu, singaba ngesokuthi eduzane loNkulunkulu. Lapho ufunda ngoKristu kulokuthile ngaye okuthandekayo, uyazama ukuthi ungene phakathi kwakhe sibili. Ngixoleleni ngokukhuluma lokho, ngatshela umkami lapha isikhathi kungasikude yena sobabili sesiluphala, njalo ngathi kuye, ngathi ulokhu ungithanda njengalokhu owaye ukwenza. Yena wathi, ngeqiniso ngiyakuthanda. Futhi ngathi, uyakwazi, ngiyakuthanda kakhulu okokuthi ngifuna ukukuthatha njalo ngikudonsele phakathi kwami ukuze sibe ngokuqinisekileyo sibe munye kakhulu. Gathesi lokho kuphindaphinde ngezigidi ezilikhulu, njalo uzathola ukuthi ikholo elithandana loKristu lifuna ukungena kuye ngoba kuluthando. Futhi lapho uzasitshengisa ukuthi ngezithembiso lezi ingaba ngabahlanganyeli bemvelo kaKristu yobuNkulunkulu, laba umzimba ofanayo, ukuthi singaba ngabahlanganyeli kanjani. Ngingakhuluma okuthile lapho. Isizathu ngikholwa kathesi omunye wathatha amazwi ami ngendlela engayisiyo lapho isikhathi esifitshane esedlulayo ngathola incwadi evela kunhlanganiso yabashumayeli eyayisithi ngikholwa ukuthi kule sasiyisithandani sisaseyimphefumulo, futhi kufanele sichiye omkethu kuba sasingayisizo sithandani labo sisasemphefumulweni, siyethatha omunye esaye siyisithandani laye sisasemphefumulweni. O mina, ngathi ngangila cala kumfundiso yamanga enjalo, ngivele ngiphikisana lakho lokhu. Ngangikukholwa lokhu ngokuqinisekileyo hatshi. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasinika umsizi, lokho kuliqiniso, futhi sibe sesiba yingxenye omunye komunye. Kulungile lokho, futhi indoda ingakathathi kumele icabangisise ngalezi zinto lokuzihlolisisa. Ijaha elithile langibuza ngelinye ilanga lathi, ucabanga ukuthi ngingakufanele ngithathe mfowethu Branham intombi ethize? Ngathi, ucabanga okunganani ngayo? Yena wathi, oh mina ngiyamthanda. Ngathi, kulungile, uba ungasoze uphile ungelayo kungcono ke umthathe, kodwa uba ungaphila ungelayo kungcono ungamthathi. Ngakho uba kuza kubulala kungcono uqhubekele phambili lithathane. Ngatsho njalo. Ngakho engangizama ukukuletha kuye yilokho ukuthi uba umthanda kakhulu kathesi nje ningakathathani, zonke izinto ziyabe zilungile njalo zizinhle. Kodwa ngemva kokuthathana yikho kungena indubo lezilingo zempilo, yikho lapho kumele lithandane lokuzwisisana. Lapho ekudansile kumbe wena umdansile liyabe lilokho lizwisisana. Kunjalo loKristu boni ufanele sithandane laye kangako ukuthi singacela ulutho njalo yena engasiphi. Lokho akusinyikinye la kancane. Bona kungani futhi indlela kuphela ongayenza lokho kuba ngabahlanganyeli bemvelo yakhe yobuNkulunkulu. Uzazwisisa ke isizathu yena angeke akuphe abahlanganyeli bemvelo yakhe yobuNkulunkulu. Futhi khangelani lapho selibalekele ukubola okusemhlabeni ngenkanuko, likubalekele boni ukuthi ngokwaboba ngokwebandla labo abakuKristu baphakanyiswe ngaphezu kwalezi zinto. Hatshi ukuthi waziphakamisa, kodwa uKristu nguye owamphakamisayo. Kubazalwane labo dade bami abamnyama abalapha ekuseni lokhu, ngangikutsho lokhu ukuthi ngilizise obuhlungu, kodwa ngangisemhlanganweni isikhathi esadlulayo ngangisakwazi ukuthi ngake ngakhuluma yini eThebhanekeli. Sengakukhuluma endaweni eziningi. Kwakulo dade omnyama owathi, ngicela ukunika ubufakazi kumbe ngifakaze. Sibili dade qhubekela phambili, wathi, ngifuna ukunika lobu bufakazi okodumo lukaNkulunkulu. Wathi, liyakwazi angisilokho engifanele ukuba yikho, njalo wathi angisilokho engifuna ukuba yikho. Kodwa wathi into eyodwa eliqiniso, ngangisilokho engangiyikho khona. Bona, wayevele kwenye indawo, wayephakanyisiwe. Iyo indlela esikwazi ngayo ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni, sikhangela emuva egodini esakhutshwa khona. Bona, ngasiyilokho esifuna ukuba yikho khona, ngasiyikho ngitsho okumele sibe yikho khona. Kodwa into eyodwa esilokubonga ngayo, ngasiyilokho esasiyikho khona. Uqondile lokho? Sisendleleni futhi sesibalekile ekuboleni okusemhlabeni. Sesikubalekele lokho, inkanuko lokubola komhlaba. Ungaphezu kwalokho, kathesi lo, nguye uhlobo lomuntu akhuluma kuye. Umuntu osebalekele lezi zinto, boni, ukubola komhlaba. Futhi ngaphandle kwalokho, lifaka konke ukukhuthala. Ngezelela kukholo lwakho amandla. Lasemandleni ulwazi, laselwazini ukuzithiba, lasekuzithibeni ukubekezela, lasekubekezeleni ubuNkulunkulu, lakubuNkulunkulu umusa kubazalwane, lasemuseni kubazalwane uthando. Ngathesi usinikile isisekelo salokho okumele sikwenze, sibe kwazi ukuthi kwenziwa njani. Ngathesi njengoba ngijile, sonke sizama ukusondela duze uNkulunkulu. Yikho kungakho ngikhethe lumbiko ekuseni. Lokhu ukwenzela ibandla, ngisazi ukuthi abantu bayahamba. Okwayizolo ebusuku ngithe bangaka abalapha abavela phandle kwedolobha, phose amaphesenti angamashumi ayisificamunwemunye, lasificamunwembili abantu bavela ngaphandle kwedolobha. Bangaka abalapha abavela kundawo engamamayili alikhulu ngani? Kwedlula ngiyacabanga amaphesenti angamashumi ayisificamunwembili. Bangaki abalapha abavela endaweni ezidlula amamayeli angamakhulu amahlanu, futhi phose ingxenye eyodwa kokuthathu yabantu akade belapha babevela endaweni engamamayeli adlula ikhulu okukhatshana ngamamayeli amakhulu amahlanu. Kucabangeni ngabantu abahambayo. Kuhle, labo bantu kababuyi ebandleni ukuthi bezobonwa nje akula. Njengalokhu umhlaba waphandle ungeke ubone loba yibuphi ubuhle kulindawo. Bonke bangabantu makhaza abangabayanga, bagqoke ngoku ngabalulekanga. Akula ngoma ezinkulu ezihlatshelwa ngabenza ngani yikhwaya yengilozi. Amapipe organ namafasitela ale mibala efipheleyo lithwala nzima ukuze lithole indawo yokuhlala emabhentshini lokuma lisekele umduli. Ngabalandi okunjengalokho, kodwa bayabuya ngoba phakathi kwabo kulento ebona ubuhle obungabonwa lelihlo lenyama. Lilihlo likamoya elibamba ubuhle bukaKristu, yiso isizathu bebuya. Ngakho okwezinsuku singakabi lenkonzo, ngiyathandaza sonke isikhathi, ngihamba egangeni, ngifake esikhwameni sami, ngitshele umkabi, ngiyaphuma ukuyazingela osinti ekuseni lokhu, futhi ngiyafaka ipenseli lephepha esikhwameni sami. Nxa sekusile okokuthi sengibona, ngiyabe ngihlezi ngiqamele isihlahla endaweni ethile, ngiphakamisele izandla phezulu futhi ngisithi, Nkosi, ikuyini engingakwenza lamuhla? Ikuphi ongangipha khona okwabantwana bakho? Ngakho ngingabamba into ethi eyenza ngani iyachisa into ebuya kanje. Nxa ubukhona bakhe busondele, ngiyaqalisa ukuzwa into ethi izwa galela khatshana, isenza ngalindlela. Okubili ku times okabili kuba kune, usondela. Okubili ku times okabili kuba kune, okubili ku times okabili kuba kune, okubili ku times okabili kuba kune. Kuqubeka, kuqubeka, kuqubeka kanjalo. Ibukhona bakhe obuyabe bubuya. Zinikezele njalo ngemva kwesikhathi uyabe ususukile kubuwena. Nanku kusiza umbono, phamba endaweni ethi lethile, lento ethi lethile. Bona, uqalisa ngokuzindla, ubeka ingqondo yakho kuNkulunkulu, ungaphandle komhlaba, kakuthana lo mhlaba, phandle egangeni uwedwa. Futhi uyaqalisa ukubuya kunye kunye, ngiyatsho loba iphi inombolo, loba yikuphi into nje ethile. Qalisa kancane, ikhatshana isiza, ngemva kwalokhu ibisiphangisa, iphangisa. Uyahlala lapho njalo, uphakamise izandla zakho, ungakhulumi lalizwi. Phakamisa nje izandla zakho emoyeni, okwakuqala uyakwazi bonke ubuwena uyabe sebuhluthuniwe ubusubona izinto yena afuna ukuthi ubezazi ekutshengise izinto ezizabuya kwezinye izigaba ufika esigabeni kuze kufike kwesinye isigaba njalo kube sokusima akubi ngumbono ngakho imibhalo yaqalisa ukuthululeka ndawonye yathatha impenseli yami ukwenzela ukuthi ngingakukhohlwa njalo ngikubhale phansi ngibhale phansi futhi ngiyabuya ngekhaya njalo ngikukhangelisise njalo ngikufunde futhi kwezinye izikhathi akuzwisiseki kimi nxa ngikukhangele futhi-ke ngemva kwesikhathi nanku lapha lokho kuyachaya futhi njalo nanko kusuka kusiya kuhamba futhi ngakho ngiyathatha ibhuku elincane elinje njalo ngiqalise ukubhala ngokuphangisa konke lokhu angitshela khona ngacabanga nkosi ngiya ethebhanekeli njalo ngibatshele ngiyehlani phansi ngilokuthile engibaphathele khona kulungile yiyo indlela okubuya ngayo uqondele lokho kuze kuthi kuqala anginikeze khona ngangeke ngikuphe abantu ngakho-ke kule midwebo emncane elingibona ngiyikhangele futhi lokhu kuqala ngaqalisa ngangizange ngisithole isigaba lesi kwaze kwaba lilanga elilodwa kumbe amabili adlulileyo ngiphezulu egangeni kathesi laba bantu baba uPetro uthi lapha ukuthi kumele sibe ngabahlanganeli bemvelo yakhe yobuNkulunkulu kathesi munye ngamunye sizama ukukhula size sifike kusimo sikaNkulunkulu kathesi emva kokuqeda ngempawu eziyisikhombisa khona-ke ngaleso sikhathi sokukhaliswa kophawu lwesikhombisa kumbe ukuqaqa ngoba siyakwazi ukuthi uphawu luyini luyikuqaqa kwenkonzo ukukhulula impawu eziyisikhombisa futhi lokho siza kubona lapho echathini ikuqaqa umbiko into evalelweyo ngesonto edlulileyo ebusuku ngachumayela ngesihluthulelo futhi ikhiye yakhona lukholo ukholo lubamba isihluthulelo njalo isihluthulelo ngumbhalo futhi uKristu nguye umnyango bona ngakho ukholo liyathatha amahintshi amancane awombhalo njalo livule inkazimulo lokulunga kukaNkulunkulu kukuhambise ebantwini bakhe bona ngakho yilo ukholo olubamba isihluthulelo luvula uKristu ebantwini luyakuvula liyakwambula ngakho lamhlanje sizazama ukuthatha isihluthulelo sinye ukuze sivule indlela yokuba ngumKristu olamandla osesimeni sikaNkulunkulu ukuze futhi abali thebhanekeli eliphilayo likaNkulunkulu ukuze ahlale kulo khumbulani uNkulunkulu uzambula yena ngendlela ezintathu isikhathi sokuqala wazembula kunsika yomlilo eyayibizwa ngokuthi ubaba ngakho lowo uNkulunkulu ofanayo owabonakaliswa kuJesu Kristu lapho yena wakha umzimba wenza lumzimba okwesithathu ngokufa kwalowo mzimba wahlambulula ibandla angahlala kulo kwakunguNkulunkulu owayephezu kwethu uNkulunkulu owayelathi uNkulunkulu ophakathi kwethu uNkulunkulu ofana naye yiso isizathu wabizwa baba ndodana moya ongcwele hatshi uNkulunkulu abathathu izikhundla ezintathu zikaNkulunkulu munye aluba bacabanga ngakho enisin council ngasingasoze iphambaniseke akunjalo na qondele lokho hatshi uNkulunkulu abathathu abantu babengazwisisi ukuthi uJesu wayekhuluma njani lobaba njalo yena lobaba bemunye kulungile yikho okulento yonke qiniso kuyazembula liqiniso bona akusibo uNkulunkulu abathathu izikhundla ezintathu mathathu khona kuyini uNkulunkulu ezehlisa endalweni yakhe uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa ibala elithi uNkulunkulu litsho into ekhonzwayo futhi nguNkulunkulu ozama ukulungiselela abantu bakhe ukuze yena athole kubo lokho yena abadalela khona kazange akwenze ukuthi ube ngolunye ulutho ngaphandle kokuba yindodana lendodakazi kaNkulunkulu uba ukhuthe lokho ukuba yindodana lendodakazi kaNkulunkulu ukhuthe uphawu futhi ukukhutha ibala elithi SONO litsho ukukhutha okukhombeleyo ukukhutha okukhombeleyo ngakho-ke uba ngidubula into yokunenjwa ngidubula ngikumango ongamayadi angamashumi amahlanu njalo ngidubule ngithathe umbhobho wami njalo ngidubule njalo ngikhuthe ngama-intshi amane kumbe amahlanu kwenzakaleni umbhobho wami usufuna ukuchunwa kule nto engalunganga futhi ngingakhutha ukholo kuNkulunkulu ngingakhutha ukuba ngumKristu uNkulunkulu wakubeka lapho ukuthi ube ngumKristu. Uba uphambukele kweyinye icele, phenduka njalo uchune. Futhi kulento eyodwa engakuchuna, lokho ngumbhalo, umoya ongcwele embhalweni uyakuchuna ukuletha lapho okumele unembe khona, njalo kuqondile lokho. Kathes sizafunda ilizwi lakhe uStephen Watt kumsebenzi 7 la ku asibaleni lapho. Sikhuluma kathesi, sikhuluma ngetabanekeli likaNkulunkulu. Manje uStephen Watt kusiba isiza kuba litebhanekeli eliphilayo likaNkulunkulu ophilayo. UStephen Watt kumsebenzi isahluko 7, njalo ngiyakholwa kumsebenzi 7 siqalisela phose undima 44. Oh baba bethu, babe litebhanekeli lobufakazi enkangala, njengoba wayemisele ekhuluma kuMose ukuthi elakhe ngomfanekiso aye ubonile. Labo baba bethu labo babelawo o baba bethu ababuya ngemva baletha uJesu ukuze athathe ilizwe labezizweni, labo uNkulunkulu abaxotsha ebusweni babo baba bethu kwaze kwaba lusuku lukaDavida, owafumana umusa phambi kukaNkulunkulu, njalo wafisa ukutholela uNkulunkulu kaJakobe ithebhanekeli, kodwa uSolomon wamakhela indlu. Kodwa ophezulu konke kahlali emathempelini enziwe ngezandla, njengokutsho komprofethi, izulu isihlalo sami sobukhosi, futhi umhlaba yisigcabha sezinyawo zami, ngizangakhela ndlubani, kutsho iNkosi, kumbe yiyiphi indawo yami yokuphumulela. Kathesi itabhanekeli ngeqiniso indawo esihamba kuyo siyephumula. Kathesi sithole ukuhlumeliswa lokunjalo, njengokuphumula uvela ekulaleni kumbe okunjalo. Kathesi kumaHebheru 10 njalo indima 5 uPaul uyakungenisa. Ngakho-ke esiza emhlabeni wathi umhlatshelo lo nguKristu, umhlatshelo lomnikelo wakwala, kodwa ungilungisele umzimba. Liphi itabanekeli kathesi? Umzimba uNkulunkulu ehlala emzimbeni. uNkulunkulu owake waba phezulu esehla phansi entabeni, loba kungaba yinkunzi kumbe inkomo ethinta intaba yayimele ibulawe, uNkulunkulu ungcwele. Izolo ebusuku lapho lezo ngilozi zivala ubuso bazo, amaseraf angcwele alobuso obungcwele awakwazi ngitsho ukuthi isono yikuyini, njalo amele ambomboze ubuso bawo ebukhweni bukaNkulunkulu, ambomboze inyawo zawo ngokuzehlisa. Kathesi uNkulunkulu ongcwele wayengeke avumele isono, ngakho akula lutho olwalungathinta intaba lapho uNkulunkulu owayekhona. Ngakho uNkulunkulu wenziwa waba yinyama, njalo wahlala phakathi kwethu ngesimo sika Jesu Kristu, indodana yakhe, indalo yakhe. Ngakho leyo ndodana yanikela impilo yayo, njalo isicucu sesakhi segazi likaNkulunkulu sampantshazwa ukuze impilo iphume egazini ibuye kithi. Ngalelo gazi sihlanjululwe, futhi kathesi igazi lethu, impilo yethu eyabuya ngokuphila ngesifiso semacansini, yaletha impilo yethu emhlabeni. Igazi likaJesu Kristu liyasihlambulula, liyaguqula imvelo yethu ngokuthumela phezu kwethu umoya ongcwele, sesisiba imvelo yobuNkulunkulu kaNkulunkulu, sibe sesisiba indawo kaNkulunkulu yokuhlala. UJesu wathi ngalolo suku lizabakwazi ukuthi mina ngikubaba futhi ubaba ukimi, mina ngikini futhi lina likimi, bona ukwazi ukuthi uNkulunkulu usebandleni lakhe. Kanjani? Kathesi ibandla lakhe kumele libe lithatha indawo kaKristu liqhubeka ngenkonzo yakhe. Lo okholwa kimi, imisebenzi engiyenzayo laye uzayenza, kodwa kuseyisikhatshana, njalo umhlaba kawusa ngiboni, kodwa lina liza ngiboni, ngoba ngizabe ngilani njalo ngikini kuze kube ekupheleni komhlaba. Bona nanko-ke ukuqhubeka ngomsebenzi wakhe. Kathesi uNkulunkulu kumbe iBhayibheli lacho lapho ukuthi uStephen wakhuluma ngoSolomon esakha itempeli, njalo ophezu konke kahlali emathempelini ayenziwe ngezandla, ngoba izulu isihlalo sami sobukhosi, njalo umhlaba yisanabelo sezinyawo zami, futhi ingaphi indawo yami yokuphumulela, kodwa ungilungisele umzimba. Amen. Nanko-ke ungilungisele umzimba. uNkulunkulu uhlala esimeni somuntu ezitshengisa yena emuntwini lo ukukhonza okupheleleyo uNkulunkulu ephakathi kwethu silithebhaneke lakhe uNkulunkulu ezitshengisa Oh singahlala kukhona lokho lize liphose liswele umoya wokuphefumula lilapha ngokuchisa Nanzelelani ukuthi uNkulunkulu kokuphela uvele sonke isikhathi uyazitshengisa emuntwini Kwakungu uNkulunkulu kuMose mkhangeli wazalwa engumkhokheli uKristu ngesikhathi ezalwa kwaba lokuhlutshwa kwabantwana bezama ukumdinga kuyafana la kuKristu
futhi wakhululwa ngaleso sikhathi kunjalo loKristu wayengopha umthetho kunjalo loKristu
uMose wahamba phezulu insuku ezingamashumi amane njalo wathola imilayo futhi wehla phansi uKristu wahamba enkangala insuku ezingamashumi amane njalo waphenduka esithi lezo ngabe isikhathi sendulo ungaze wenza ubufebe kodwa ngithi kini loba ngubani okhangela owesifazana amhawukele usevele wafeba laye bona zonke lezi zinto ezehlukeneyo lezi uNkulunkulu azitshengisa khangela uJoseph wazalwa engumfana kamoya phakathi kweqembu labafo wakhe bonke babengamadoda alungileyo bonke okhokho kodwa lapho uJoseph esiza wayehlukile wayebona imbono echaza amaphupho njalo wayezondwa ngabafo wakhe ngenxa yakhona lokhu ngenxa yomsebenzi uNkulunkulu owayemfakele wona emhlabeni ukuthi awenze abafo wakhe bamzundela wona bona futhi konke kwakukhombela esiphambanweni futhi khangela wathengiswa phose ngamasiliva ngamashumi amathathu ngabafo wakhe waphoselwa emgodini ukuthi afe ngabafo wakhe wakhutshwa emgodini njalo wayahlala esandleni sokudla sikafero futhi akula muntu owayengeza kufero owayebusa umhlaba kuleso sikhathi akula muntu owayengeza kufero ngaphandle ngojosefa akula muntu ongeza kuNkulunkulu ngaphandle ngokristu futhi lapho uJosefa esuka endlini yobukhosi engakasuki kulecilongo elalikhala njalo izigijimi zazigijima phambi kwakhe zimemeza kuqani amadoli uJosefa uyeza akulandaba ukuthi wawungaphi kumbe wawusenzani kumbe ukuthi umsebenzi wakho wawuqakatheke okungakanani wawumele uwele phansi ngamadolo uJosefa azafike futhi lapho icilongo likhala ngelinye lalawo amala lonke idolo lizaguqa njalo lonke ulimi luzafakaza lapho uKristu uJosefa wethu echiya inkazimulo ebuya umsebenzi wakho uyabungasaqakathekanga khonapho lonke idolo lizaguqa njalo limvume yena ukuthi uyindodana kaNkulunkulu kuqondile lokho oh simbona njani kuDavid ukuthi uDavida inkosi eyalahlwayo wasuswa esihlalweni sakhe ngabafo wakhe indodana yakhe wahlala phezulu kwentaba yeOlive lapho esiya phezulu esiqokweni sentaba yeOlive wakhangela emuva phezulu kweJerusalema futhi wakhala ngoba khonapho abantu bakhe ayebasebenzela futhi wabafundisa ngoNkulunkulu futhi abantu bakhe bamlahla njalo bamphosela izinto bamkhafulela futhi bamenza inhlekisa eseqansa phezulu kwentaba futhi walahlwa oh kuphelele njani kundodana kaNkulunkulu mnyaka engamakhulu ayisifica munwembili eyalandelayo inkosi elahliweyo phakathi kwabantu bakhe uQobo wahlala phezulu kwentaba njalo wakhalela iJerusalema njengenkosi elahliweyo kwaye kuyini uNkulunkulu ezitshengisa kulabo abaprofeti etshengisa uKristu ngakho kwasukusiza omunye owaye kuphelela kukaNkulunkulu kwakunguNkulunkulu phakathi kwethu futhi kusukusela kuleso sikhathi uzitshengisile ebandleni lakhe kuleli cele leCalvary ngakho liyabo sonke sizama ukungena kulindawo yokuhlala ithebhanekeli likaNkulunkulu ophilayo gates kulabanye abantu siyananzelela lapha what okwakuqala silokhulu amandla ulwazi ukuzithipa ukubekezela ukulunga kumbe ubuNkulunkulu lothando kubazalwane kulungile umusa kubazalwane njalo ubusu ngezelela uthando ake ngibale lokho konke ngiphinde njalo ukuze libe leqiniso lokuthi liyakuzwa gathesi siza qalisela kundima 5 futhi ngaphandle kwalokho lifaka konke ukukhuthala ngezelela kukholo lwakho amandla lasemandleni ulwazi laselwazi ukuzithiba lasekuzithibeni ukubekezela lasekubekezeleni ubuNkulunkulu lakubo ubuNkulunkulu umusa kubazalwane lakumusa kubazalwane uthando okuluthando uba lezi zinto zikini njalo zisanda zikwenza ukuthi ungabi ngumuntu oyinyumba kumbe ongatheliyo kulwazi lwenkosi yethu uJesu Kristu. Kathesi uPetro usivezela okuthile lapho ukuthi kufikwa njani lapho. Kathesi ngifuna ukutsho lokhu ukuthi kulabanye abantu abale ngxenye yalawa mandla ulwazi ukuhlanganipha ukubekezela lokunjalo njalo abangazithi bangamaKristu. Kathesi singa sifundisa iSunday school futhi lokho kuliqiniso. Kulabantu abale ngxenye yalokho abangafaniseliyo ukuba ngamaKristu. Kodwa lokhu akukwenzi. Kufanana lenyoni emnyama ezama ukufaka insiba zephikoko emaphikweni ayo ukuyenza ibe yiphikoko. Iyaziyangisa nje kuphela. Kungcono ihlale iyinyoni emnyama bona nxa ezama ukwenza lezi zinto engayisuye umKristu ngumuntu nje ongekho endaweni yakhe. Kufanana lesihlahla somsikhamo esizama ukuthela ama-aphulu. Asingeke sikwenze bona loba siyisihlahla kodwa kasenelisi ukuthela ama-aphulu. Kufanana lembongolo ezama ukulungisa uboya ukuzama ukuba yimbu yona iluboya. Kumbe imbongolo yabo ayingeke ilungise uboya ayingeke ikwenze. Uboya isipho emvini hathi kumbongolo ingazama ukwenza njengemvu kodwa ilokho imbongolo bona. Ngakho ithi kulungile ngingadla njengemvu ngingenza lokho njengemvu futhi akulani lokuthi ungenzani kumele ube yimvu ukuze ube loboya futhi ake ngime lapho okumzuzu imvu kayenzi uboya ivele iloboya ngoba iyimvu. Abantu abaningi abazama ukuthi kulungile ngizazama ukwenza kuhle ngizazama ukwenza lokhu ungalungisi lutho hathi kawungeke ukwenze. Imvu kayikwenzi kayicelwa kayikhangelelwa ukuthi ilungise uboya iyamila uboya njalo iyakwenza ngoba iyimvu futhi uba ungumKristu uyathela nje isithelo sikamoya kawulungisi kawuzama ukukwenza uzama ungazenzi lokho ongayisikho wena woba yilokho okumele ube yikho khona futhi okunye konke kuyama endaweni yakho. Ngike lezwa abantu besithi kulungile ngiyakutshela sengajoyina ibandla ngimele ngiyekele lokho ukuqamba amanga. Usuzama ukulungisa okuthile njalo kathesi kawungeke ukwenze ngakho akula sizathu sokuzama ukukwenza akwedluli imbongolo ingazama ukuzenza ibe loboya kayingeke ikwenze. Kumbe ilinqe lizama ukudla ndawonye lejuba ilinqe lizama ukuba lijuba alike licabanga iwaba iphandle le uthi liyakwazi ngilijuba njalo lizifake insiba ezilutshwane lithi khangela ngifana nale bona liyabe lingasela similo. Lo ngumuntu ozithi uyinto ethile engayisiyo bona kawungeke ukwenze kawungeke uthi khangela kathesi mele ngibe lamandla ngakho ngizaba lamandla mele ngiphile ubuNkulunkulu ngakho ngizaba labo. Kungani uzama nje ukuzifaka insiba loba ziseduzane lawe kodwa kawungeke uzifake insiba enyoni engayisiyo bona akungeke nje kusebenze futhi utshengisa nje kuphela ukuzenzisa inyoni le elakho bona alike licabange iwaba elidala lizama ukuba lensiba zejuba ezimbalwa lithi khangelani lapho bona ngilijuba bona kungani sonke siyakwazi ukuthi liwabayi bona yikho kuphela singabona ukuthi liwabayi. Kulungile kunjalo ukuzama ukulungisa isiKristu kawungeke ukwenze. Into yokuqala omele uyenze ikuzalwa kutsha kumele uguqulwe bona futhi uba usuguquliwe uba indalo entsha. Kathesi usulunga kathesi bona kathesi kawumelanga uzihluphe ngensiba iza zilungisa yodwa lapho usuzelwe kutsha yebo mnumzana. Njengoba ngihlala ngisitsho ungathatha ingulube uyikhuhle njalo uyigqokise isudu yaba tshayela izikebhe kumbe isudu yethekisudo bengisitsho phezu kwayo njalo uyivulele phandle iyahle iqonde emgodini wamadaka njalo igiqike ngoba liyabo akusoze kuncede lutho ingulube iyo imvelo yayo ukugiqika emadakeni kwimvelo yayo kumele uguqule imvelo yayo njalo yona okunye konke kuzazilungisa kodwa kathesi nanzelelani kumele uzalwe kutsha lokho yikuguqulwa kumele kube le nguquko uthi kulungile mfowethu Branham ngiyazi owesifazana othile ngapha ngani kakaze enze ulutho olungile ungowesifazana olungileyo kumbe lindoda ethize thize indoda elungileyo kayenzi lutho ngitsho uyazi kalimazi muntu lokhu akutsho le nto eyodwa ingabe ngumakhelwane olungileyo kodwa kasiye mkristu aze azalwe kutsha uJesu wathi ngaphandle kokuba umuntu azalwe kutsha uJohane ongcwele 3 ukuthi kangeke ngitsho abone umbuso kathesi lokho kutsho ukubona kutsho ukuzwisisa uyakhangela loba yikuphi uthi kangikuboni kutsho ukuthi kawukuzwisisi umuntu kazwisisi ukuthi kungani abantu bememeza umuntu kazwisisi ukuthi kungani ulimi lomuntu lutshintsha njalo akhulume ngendimi umuntu wenyama ngenelisi ukubona ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu ibuya njani phezu kwamehlo omuntu futhi abone umbono futhi atshele umuntu izinto ezithile njalo lokuthi enze njani batshele izinto ezilungiselela ukwenzakala lokulungisa eziza kwenzakala njengalokho inkosi isenzele khona lapha izolo ebusuku njalo bona bona ingqondo yenyama izama ukukubonisisa awu uyenzeni kumbe usebenzisa amasa lamusi bani luhlobo bani lwamasa lamusi alalo ukubona umuntu ekhuluma ngendimi bathi futhi omunye acasise njalo akhulume qathu elungeni elithile lomzimba lokho abakwenzileyo njalo lalokho abangamelanga bakwenze bona bona bacabanga ukuthi uhlobo olithile lwesalamusi kulento ethile abayihlelileyo phakathi kwabo
abangeke bakuzwisise umuntu lo aze azalwe kutsha lapho esezelwe kutsha usesendleleni yobudlelwano ngoba useyindalo entsha lokho kucabangela okudala imvelo yokuthandabuza akade eyiyo isifile kathesi useyindalo entsha ngakho liyabo yena akudingakali ukuthi engezelele enye into kuye kathesi ngoba kuzazingezelela kodwa nanzelela kumele uzalwe kutsha futhi nxa usuzelwe kutsha kawungeke uzalwe kutsha ungelakhulu kuqondile lokho ngakho uyabo kulokho echatini yami lapho ngilaso sona isisekelo ukholo luyisisekelo sakho konke ngoba kungelakhulu akweneliseki ukumthokozisa uNkulunkulu lo ozayo kuNkulunkulu kumele akhole ukuthi ukhona njalo uyapha kulapho abamdinga ngokukhuthala boni kumele abe njalo futhi kuba ungothandabuza iBhayibheli uba uthandabuza ilizwi ukuthi liqondile kungaba ngcono nje uzihlalele emuva uze uqalise ukulikholwa kuqala kuyini isono ukungakholwa kulezinto ezimbili ezibusa umuntu yikho ukuthandabuza kumbe ukholo okunye kumbe okunye kwakhona ubanjwe yilokho okubusa impilo yakho kuya ngokuthi ulokholo olunganani ukuthi ungaphakama okunganani kodwa kuqala kumele kube lukholo ake ngihlale kuleso sisekelo okwesikhathi manje ukholo yikho okumele ukukholwe ukholo yilokho ukholo luyikuqiniseka ngezinto ezithenjiweyo usulakho nxa ulokholo ngoba kwanjulwa ngokholo ukholo luyikuqiniseka kwezinto ezithenjiweyo amaHebheru 11 boni ubufakazi ikuyini ibufakazi obunjani ubufakazi obungcwele ngakho-ke nxa usithi mfowethu Branham ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ungumsilisi kulungile uba ukholwa lokho futhi umamukele njengomsilisi wakho futhi ungaqambi amanga kodwa ukholwa sibili ukuthi ngamanxeba akhe usilisiwe akula lutho oluza kususa kukho yindaba eqediweyo kathesi ungaba lethemba uqhubeka ubaleka usiya kulokho njalo ubaleka usiya kulokhuya kodwa nxa ulokholo uyakwazi ngoba ibufakazi usuvele ulakho ngangi bangaki loba ngubani ozwe u-Oral Roberts lamuhla ekuseni echumayela lamuhla ekuseni u-Oral Roberts ngimzwile ekhuluma okuthile kumbe okunye mayelana lokuthi kwaku lokholo olokukhululwa ukuthandaza umthandazo wokholo wokukhululwa uthe thinta ngokubamba umsakazo, thinta ngokubamba okunye ukuze. Indoda leyo ibisenza njalo ukuze kuphe abantu into abangabeka izandla zabo phezu kwayo. Into uthi senguzuzile kathesi ngoba ungitshele ukuthi ngibambe umsakazo wami senguzuzile. Bona kathesi lokho kulungile, kodwa kathesi ukholo oluqotho aludingi ukuthinta loba yikuphi kwalezo zinto.
Manje ngangisoli umfo wethu Orawu, hatshi ngitsho uyenza umsebenzi omkhulu, njalo ngumuntu oloba uNkulunkulu, njalo ngileqiniso ukuthi ngicabanga kakhulu ngo-Oral Roberts. Kubi ukuthi ngasilabo abaningi abanjengaye. Kodwa engizama ukukutsho ukuthi ukholo kaludingi lutho. Bona ukholo lukholwa ilizwi likaNkulunkulu,
ngoba ukholo lubuya ngokubamba, hatshi ukholo luza ngokuzwa, njalo lokuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Lokho kuya lugxilisa kulapho. Bona futhi ukholo njengoba kuthiwo alulamango kulo ukholo lukathesi. Ukholo lulapha kathesi, njengokuthi nxa kukhona umuntu othile loyana umntwana omncane kolunye usuku, umama loyana udade kid labanye akade bekhuluma ngaye, obelesane oluncane olulo kwangaphakathi okuphumele phandle kungelasikhala endaweni ephuma ingcikeza ukwenzela ukukhipha ukudla. Kathesi leli nina lisizwa udade ukid labanye befakaza ekholo ukuba engathinta, njalo ngithandazele lowo mntwana. Kathesi bona uNkulunkulu uyasipha abantu abanye bethu sile senzakalo loNkulunkulu eziqotho, okokuthi uNkulunkulu unjengokubamba lapho okufanana lokukhuluma lomfo wethu Nevid kumbe omunye omjwayeleyo. Futhi kwezinye izikhathi siyabacela labo bantu ukuthi basithandazele, yikho okumele sikwenze. Ngakho uba silokholo lokuthi leyo ndoda kumbe umfazi loba ngubani osithandazelayo ukhuluma loNkulunkulu. Ngakho ukholo lwethu luyaxila, luyabanjwa, udaba solulungisiwe. Lapho umRoma waphuma esiyahlangana loJesu futhi wathi, kangifanele ukuthi ubuye phansi kuphahla lwami, kangifanele, kangifanele futhi ngangizibali ngaleyo ndlela. Kodwa wathi, indodana yami iyagula kakhulu, futhi wena khuluma ilizwi kuphela. Bona, njalo indodana yami izaphila.
Kwakuyini umango kawenzanga mahluko? Bona, ngoba uNkulunkulu usendaweni yonke, uNkulunkulu ulamandla onke, futhi yonke indawo uNkulunkulu ukhona, amandla onke akhona, futhi uNkulunkulu njengoba esendaweni yonke, lokho kwenza uNkulunkulu abe kuyo yonke indawo emhlabeni wonke. Bona,
uNkulunkulu mkhulu eGermany, eSwitzerland, naphansi e-Afrika kuwona lo umzuzi njengoba elapho. O, nanko-ke. Ngakho manje wathi, kangifanele ukuthi ubuye endlini yami, khuluma nje ilizwi. Kwakuyini? Kwakuyikukholwa kumRoma, kwakukholwa. Futhi uJesu wathi, hamba indlela yakho, indodana yakho iyaphila. Futhi wahamba uhambo lwamalanga amabili, futhi ngelanga elilandelayo engakafika endlini wahlangana lezinye iy'nceku zakhe zibuya futhi bathi, indodana yakho iyaphila. Futhi umRoma wajabula kakhulu, waze wathi, ngasiphi isikhathi selanga lapho aqalise khona ukuba ngcono, kusiphi isikhathi selanga? Wathi, ngehola elingaba ngelejumi lanye uqalise ukuba ngcono. Futhi umRoma wabakwazi ukuthi yisona leso isikhathi lapho uJesu owathi, indodana yakho iyaphila, njalo wayekholiwe. Amen. Olamandla onke, okuye yonke indawo, ololwazi lonke, ongelasiphetho nguNkulunkulu lo. Ngakho nxa betshaya ucingo njalo bethi thandaza, lokho kuthinta futhi ukholo lwakho luletha uNkulunkulu. Yikho okuletha umthandazo loNkulunkulu ndawonye enkundleni. Umthandazo, ukholo luyaguqula kusukela lapha kusiya lapha, kukuletha ndawonye. Khuluma ilizwi, engifuna ukuthi ukwenze yikukhuluma ilizwi, njalo yonke into izalunga. Bona, akudingakalanga ukuthi abe khonapha, khuluma nje ilizwi. ngani uNkulunkulu ubuye yonke indawo ulamandla onke ulamandla afana nayo engaphansi komhlaba njengalokho ephezulu komhlaba kumbe kuloba liphi icele ungonkulunkulu futhi into kuphela omele uyenze ngikukhuluma nje ilizwi yena wacho futhi kathesi ukholo liyenza konke okunye kwakhona ukholo liyenza okunye kwakhona ngakho kufanele ube nokholo njengesisekelo isiKristu sonke konke oyikho khona konke ozaba yikho kwelamele kukholo elizwini yiso isizathu ngikholwa ilizwi bona ngangingeke ngibeke ukholo lwami kwenye into aluba ngangi zalubeka ebandleni ngangizalubeka kuliphi ibandla iCatholic iLutheran iMethodist iBaptist amaPentecostal ngangizalubeka ngapi kangikwazi bonke bayaxabana lakho konke bayaphendulela imizila lakho konke kodwa ngingafaka ukholo lwami elizwini lakho solugxilile akula muntu olicasisa nanku khona icho kanje inkosi yikho ke ngikholwa lokho yikho okulesisekelo udokotela omncane olungileyo phansi lapha edolobheni umngane wami udokotela Sam Ade sakhula sonke singabafana lonke liyamazi uSam futhi yena wathi kimi wathi Bill ngemva kokubuya kwalumbono ngamtshela lapho ayeza kwakha khona indawo yakhe ukuthi yayiza khangela njani kathesi ngena lapho umbuze kwesinye isikhathi ukuthi lokho akusilo qiniso yini iminyaka emibili kumbe emithathu kungakayenzakali ngamtshela ukuthi kwakuza kuba ngapi ngathi uzaphose uthathe yonke iblogu yedolobhu futhi akula ngaphandle kokugodwa phakathi kwakhe lakho njalo yileyo ndawo eyokwe laphela izigoga udokotela Ade uthethe konke lesitolo semithi yikho konke udokotela Ade wacwalisa lokho sibili lo umbuli lapho indawo athi ayisoze ithintwe okweminyaka engamajumi amabili lanhlanu kusemthethwandaba ngathi dokotela inkosi ikunikile ngenxa yokuzehlisa kwakho what ngangilunganga ngathi ulufutho oluhlala emanzini ulo gebhezu ngaphandle iqolo lokuthi uyakhangela abangani bakho phandle lapho kodwa ngaphakathi uyindoda sibili phuma kulolo gebhezu ngathi uNkulunkulu ukunikile yena what ngangazi ngikuthandabuze pili kodwa kuzamele ngikuthandabuze lokho mina ngathi hamba eofisini yakho futhi waphuma wahamba ekuseni okwalandelayo wangifonela wathi sengiqandelwa okokufa mina ngathi kuyini osoku hluphile kwakuyinyanga kaNtulikazi ngathi kuyini osoku hluphile dok what sengiyithengile indawo leyo pili babe lomhlangano izolo ebusuku eBoston njalo ngiyithengile indawo lamuhla ekuseni ngathi ngakutshela ngangiphansi khona ngelinye ilanga ngikhuluma laye lapho umbhobho ungidubukela ebusweni bami what ngicabanga ukuthi lokho sengutshele abantu abayinkulungwane ababuya lapha kanjalo kuyini manje nxa uNkulunkulu ekhuluma loba yini kumele kwenzakale izolo ntambama abanye abangani bami babuyile kade bezwe ngombono omayelana lekarobhu eyayilempondo ezinde ama-inch angamajumi amane lambili njalo ibheri eliyimpunga obucwazicwazi ngangikwazi ukuthi bangaki abantu ababuye endlini befuna ukubona lokho mina ngathi nanko okokulinganisa ngakho hambani empondweni bakuzwa kukhulunywa kungakayenzakali boni ngani uba uNkulunkulu ekhuluma ulutho kufanele lwenzakali yiso isizathu kusekelwe kathesi nansi iplani yosindiso futhi uba umbono wakhe wenzakala ngokuqondileyo ngendlela owathi kuzokwenzakala njalo leli bandla lapho iyakwazi ukuthi kuqondele lokho ngakho kunjani ngelizwi lakhe boni liqinisekile okodlula umbono uba umbono ungakhulumanga kanye ngelizwi ngakho umbono uphambanisekile kodwa lilizwi kuqala ngoba ilizwi nguNkulunkulu bona ngakho ungokhona yonke indawo wakhuluma lokhu lapha wayenza kwagcwaliseka eCanada amen bona ungokhona yonke indawo kulungile kuqala kufanele uzalwe kutsha futhi ke nxa usuzelwe kutsha usulokhulu uyakholwa ilizwi ungakazalwa kutsha uyabe uphikisana lalo nxa useyama okwenkulu njalo njalo ulo ulwazi oluncane lwabantu lokuthi kumele wenze kuhle kawusoze wenelise ukuvumelana lelizwi likaNkulunkulu kawusoze ukwenze kumele uzalwe kutsha futhi ukuzalwa kutsha kuletha ukukholwa kulungile ngakho ngemva kokuthola ukholo lokhu okulapha uUKHOLO ukholo lapho ke ususendaweni yoku kula. Gates abant abaneni. Baya khamba elathini. Njalo bathandaze njalo bathi, Nkosi ngixolele, futhi isenzakalelo esikhulu sokuhlanjululwa siyafika kubo lokunye. Ubususiba lesikhathi esikhulu uphakame uye elathini umemeze uyabuyela uthi ngabusiswe uNkulunkulu sengutholile. Hatshi, uqalise nje endaweni lapho ongakhula khona. Ngakukabi lolutho osulwenzile boni. Into kuphela oyenzileyo ikubeka isisekelo. Gathesi usiya kwakha indlu njalo ubusuthela isisekelo uthi mfana sengimtholile boni. Uthole isisekelo sokwakhela indlu yakho. Gathesi sokumele wakhe indlu. Gathesi yikho lapho okungena khona linto ekuseni lokhu esiza khuluma ngayo gathesi. Kulukile indlu lesisekelo yiso esiqalayo. Kuyini isisekelo sesiKristu? Ukholo elizwini likaNkulunkulu yiso isisekelo sakho. Ubusuqalisa ukukhula. Ubusuqala uyaqala ukungezelela kuleso sisekelo. Gathesi ukwakha indlu uyaphakamisa imiduli yakho lapho konke. Mfowethu wudu labanye balaba abapazayo labo kontilaha lapho bangasitshela ukuthi sakhe njani indlu yakho boni. Kodwa ngizalitshela ukuthi lakhe njani indlu yenu kamoya lapho uNkulunkulu angahlala khona. Ufuna ukuhlala kuwo, ufuna ukukwenza ube njengaye, ufuna wena ukhanyiswe utshengise uba singatsho ubuntu bakhe. Liyakwazi ezikhathini zasendulo besalungisa igolide bengakabi lendawo zokulichisa ukuze balichise. Babe likhanda igolide bakhande bakhuphe ingcekeza insimbi lekhopha lokunye kuphume futhi baqobeke belikhanda futhi baliphendulele futhi belikhande. Ama-India bayakwenza lokho kathesi ukukhanda igolide futhi bayalikhanda. Liyakwazi yini ukuthi babebona njani ukuthi yonke insimbi isiphumile kulo layo yonke ingcekeza lokunjalo lengcekeza sekuphumile kulo lapho umakhanda esezibona umfanekiso wakhe njengesibuko kulo lalihlambulukile likhanya okokuthi laselitshengisa umakhanda. Yiyo indlela uNkulunkulu ayenza ngayo. Uyathatha igolide aselitholile emhlabeni futhi alikhande umoya oyingcwele aliphendulele aliphendulele futhi aliphendulele futhi abelokho elikhanda kuze uyamkela aze abone umfanekiso wakhe. Futhi yikho okumele sikwenze ukukhanyisa indodana kaNkulunkulu. Futhi kathesi kumele senze umsebenzi wakhe. Yena wathi lo okholwa kimi uJohn oNgcwele 14:7 lo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo laye uzayenza. Usuqalisa ukukhanyisa imisebenzi kaKristu. Kodwa inengi lethu sizama ukwenza imisebenzi kaKristu ukukhanya kukaKristu kungakabi kithi. Nanto ke uhlupho, siyathola lezo zinto senzakala. Uyakwazi, ngiyakwazi. Siyakubona lokho ukukhubeka endleleni. Siyathola abachumayeli beyinqumbi yezibi, amaKristu eyinqumbi ebutheni emgwaqweni ngesizathu sokuthi kabangenanga kuhle kukho. Futhi yiso isizathu ngilapho ekuseni lokho ikuzama ukufundisa leli bandla elincane kunye lami ukuthi singaba njani indlu yokuhlala kaNkulunkulu ophilayo. Bangaki abafuna ukuba njalo indawo yokuhlala kaNkulunkulu ophilayo? Manje nanku esikwenzayo, kuyini okuqalayo? Woba lokholo njalo uzalwe kutsha. Lokho ikubeka isisekelo. Ngakho-ke ngemva kwalokhu sesibekile isisekelo, okwesibili uyangezelela kusisekelo sakho. Ngezelela ekholweni lwakho. UPetro watsho lapho, ngezelela okwakuqala uba lokholo, ubusungezelela amandla ekholweni lakho. Lesi isigaba esilandelayo ekuqaliseni, beka isisekelo sakho ukholo. Ngemva kwalokhu kukholo lwakho, ngezelela amandla. Manje khonapho kuyasukisela phansi iningi lethu. Yebo numzana, yebo, ngezelela amandla ekukholweni kwakho. Lokhu akutsho nje ukuphila impilo emsulwa. Liyakwazi njengowesifazane kumbe owesilisa lokunjalo. Lokho akulalutho lokwenza lakho. IBhayibheli lathi, sibalile lapho encwadini kaLuka, lapho ethe amandla aphume kuye kuyikho yini. Uba siza kuba njengaye, kumele sibe lamandla kanjalo. Kumele sibe lawo ukuze sibe njengaye. Yiyo ingoma eyakuqala engayithandayo ezihlabeleleni, eyinye kwezinkulu ngeyithi ukuba njengoJesu. Kulungile, uba ngiza kuba njengoJesu kumele ngibe lamandla ngendlela yokuthi enelise ukudlulela phambili esuka kimi esiya ebantwini ngoba amandla aphuma kuye aya ebantwini amandla futhi ungaka waphumiseli phandle kumele uqale ube lawo uba ungalawo ngawasoze aphume akulandawo angaphuma evela khona ngaba njani uba omunye engazama ukudonsa amandla esuka kithi futhi itsheki iphenduke akula mali eneleyo bona hatshi hatshi akula angathathwa khona itsheki isiphendukisiwe omunye okukhangeleyo njengomkristu futhi kusasa akubone phandle lapho uqubeka phambili njengesoni akula amandla amaningi angadonswa lapho bona kulungile amandla amele abe kithi futhi size sithole amandla ngakho sesithole amandla aweqiniso singawengeza ekukholweni kwethu yiso isisekelo somduli esilandelayo manje kuqala kumele ube lokho ukholo lulodwa ngalusoze lukwenze kumele uPetro wathi ngakho ngezelela amandla ekholweni lakho kumele ube lamandla ukuze uwangezelele ekukholweni kwakho manje ngakho kungaba isizathu ungelakho ngoba amabandla amaningi awakathesi afundisa ukuthi kawumelanga ube lakho kumbe insuku zakho sezadlula kabadingi ukuthi babe lakho into kuphela omele uyenze yikujoyina ibandla nje ye insuku sezidlulile amandla loba ngubani uyakwazi ukuthi ibala elithi amandla lijoni bona futhi kufanele sibe lawo nxa amandla aphuma kuye ukuze asilise owesifazana owayegula ukhangelele amandla afanayo ebandleni lakhe ngoba waye sibonelo kithi futhi uba waye lamandla awokupha abantu ukhangelele ukuthi thina sibe lamandla awokupha abantu futhi kuyini amandla amandla yikuqina amandla abanye babo kabakholwa ngitsho emandleni kaNkulunkulu bathi lok sokwadlula into kuphela omele uyenze ikufaka ibizo lakho encwadini njalo ufafazwe kumbe uthelwe kumbe ubhabhathizwe kumbe loba yikuphi futhi yikho kuphela omele ukwenze kodwa uPetro watsho lapho ngezelela amandla kathesi uPetro ukhuluma ngokwakha indlu kaNkulunkulu bona tempeli likaNkulunkulu ukuyilungisa ufike kweyinye indawo futhi ngemva kokuba lamandla kufanele ube ngemva kokuba lokhulu kufanele ube lamandla kanye lalo uqondile lokho woba lamandla awomhlaba wonke ngajumayela intshumayelo iminyaka engaba ngamajumi amabili adlulayo yacabangela ngoReverend Mduze uMduze uMalusi ngakuthatha kusihloko sendaba lapho uJesu owathi khangelani uMduze ukuthi kawutshikatshiki kumbe ukuphutha kodwa ngithi kini uSolomon kuyo yonke inkazimulo yakhe wayengahlotshiswanga njengomunye wawo khangela uMduze uvela phansi emadakeni futhi kuwo wonke umzuzu welanga kumele udonse kusukela emhlabeni boni futhi wenzani ngamandla lawo owadonsayo uyawapha wenza ukukhangeleka okuhle kulo obukayo uyazivula ukwenzela uluju ukwenzela inyosi ukuthi ibuye ithathe isabelo sayo kawukhononi ulakho okokupha ngasithi inyosi iyafika lapho akula mali eneleyo akula luju leyo nyosi encane inganwaya ikhanda layo futhi ithi ngumhlobo bani womduze lowo uba umuntu ezihambela ezama ukudinga insindiso ahambe ebandleni elikholwa ukuthi iy'nsuku zezimanga sezadlula njengojacob owake wathi engena endaweni yokudlela futhi waphiwa iphepha elikhulu elitshengisa okokudla abakuphekayo waqalisa ukulibala esehla amathibhoni steak lokunjalo wathi ngizathatha itibhoni awulokho kade kungokwayizulu kasilakho ngingahle ngibeke phansi lelo phepha elitshengisa okokudla abakuphekayo ngiphume boni qondele lokho ngoba abalakho okokudla loba kanjani ngakho kungaba ngcono uye endaweni yokudlela elakho okokudla futhi umuntu kamoya ekhula ufuna okuthile okokudla lokhu yilizwi likaNkulunkulu ngiyakholwa ilizwi lalo lonke uNkulunkulu uletafula elendlaliweyo lapho abangcwele bakaNkuluNkulu abadla khona. Uyanxusa abantu bakhe abakhethiweyo, uzandisa ukudla ngemana yakhe, uyabapha ukudla, uyasipha yonke indingo yethu. Oh, kumnandi ukudla lo Jesu sonke isikhathi. Uqondele lokho. Yebo Nomzana, ulakho khona. Ibandla lilakho. Ibandla likaNkuluNkulu ophilayo elakhelwe kulowo umuntu opheleleyo ngolwazi lukaKristu. Manje kumele ube lamandla. Ngathi ke into yokuqala, uyazi ukhona othanda ukunukisa umnuko. Ngazi cabangeli okwakhe ulo mnuko. Engakakhuphi umnuko kufanele abe lawo. Engakakhuphi uluju kufanele abe lalo. Engakakhuphi ubuhle kufanele abe lawo. Wena ungakakhuphi amandla kufanele ube lawo. Ngakho ngezelela kukholo lwakho amandla. Amen. Liyazwisisa? Singahlala kulokhu okwesikhathi eside, kodwa isikhathi sethu siyasibalekela ukungezelela amandla ekholweni lwakho. Manje ke okwakuqala lukholo, ulandele amandla. Futhi ke okwesithathu, uyangezelela ulwazi. Ulwazi kathesi, lokhu akutsho ulwazi lomhlaba, ngoba lo liwubuwula kuNkulunkulu, kodwa ulwazi lokwahlulela. Ukwahlulela okuyini? Okulungileyo kokubi. Ukwahlulela njani ke? Uba ulolwazi lwesiKristu lamandla lokholo lwakho, uyahlulela ukuthi ilizwi liqondele kumbe kaliqondanga. Njalo uba ungabeka eceleni yonke imfundiso yakho yabantu lokungakholwa kwakho konke, konke othi wakwenza. Ngakho usulolwazi ke lokukholwa ukuthi uNkulunkulu kangeke aqambe amanga. Ilizwi lomuntu wonke ngalibe ngamanga, kodwa elami ngalibe liqiniso. Bona manje ke ususiba lolwazi. Lolo lulwazi oluphezulu. Akudingakali ukuthi ube lama degree amanye kweyinye ikholeji kumbe okunye okunjalo ukuthi ube lakho, ngoba wonke lawo mandla uwaphiwa nguNkulunkulu ukubeka phezulu kwesisekelo sokholo lwakho. Khona ungafika kusimo esigcweleyo esiqotho somuntu kaNkulunkulu ophilayo. Yebo Nomzana, ngezelela ulwazi, ngoba ulwazi lwelizwi lakhe kufanele ukukholwe ngalindlela. Njengokuthi kumele ukholwe lamuhla ukuthi futhi ukwamukele ukuthi insuku zezimanga kazidlula. Ulwazi lokuthi lokhu uNkulunkulu akukhulumayo, uNkulunkulu uyenelisa ukukwenza. U-Abraham wakukholwa lokhu ukuthi esele minyaka yokuzalwa elikhulu kathandabuzanga kusithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa. Khangelani ukuthi ilizwi lelo lakhanya lihlekisa njani. Nansi indoda eleminyaka yokuzalwa elikhulu ekhangelele ukuthi kuzalwe umntwana emzini wakhe. Kuwesifazane oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisificamunwemunye, bona phose iminyaka engamashumi amahlanu isidlulile ukuthi azalwe. Wahlala layo kusukela eyintombazana encane kumbe umnyaka wabonta. Futhi nawe ngulapha isifula sempilo yakhe sasesifile, futhi isibeletho sika Sera sasesifile, futhi wonke amathemba ayesephelile. Kuba sikhangele okwethemba, kodwa kunjalo kungelathemba. Wakholwa ethembeni ngoba wayelolwazi lokuthi uNkulunkulu wayesenelisa ukugcina konke akuthembisayo. Kathesi nxa ukuthole kanjalo, ngakho wengeze lokhu ekukholweni kwakho. Uba ulamandla aqotho angezelele ekukholweni kwakho. Nxa ungahamba phandle lapha esitaladini, uphile njengomKristu, uziphathe njengomKristu, ube ngumKristu, yengezelela lokho ekukholweni kwakho. Nxa ulolwazi, wena uthi awu kangekwazi kathesi ukuthi lumbhalo uqondile nje. Kathesi nansi ke imisebenzi 2:38, kangikwazi ukuthi ngihambe ngakuwo njani lo msebenzi. 28:19, kangikwazi. Kulungile, wena kawengezi lutho ngoba kawukabi lakho. Bona uza kwenzani, ngoba kawulalwazi olweneleyo ukuthi ube kwazi nguNkulunkulu. Okwakathesi ukuthi iBhayibhili kaliziphikisi, lichiye linjalo. Ungasakhulumi okunye ngalo, bona lichiye linjalo. Kodwa nxa ungabona ukuthi umbhalo kawuziphikisi, ukuthi ungakutsho lokho, njalo ungabona ukuthi ngesambulo sikaNkulunkulu ilizwi lonke liyibhalwe ngemfihlakalo, njalo ulwazi lukaNkulunkulu kuphela lunga liyambula. Ngakho-ke lapho ufika njalo uthi usabele lonke ilizwi likaNkulunkulu ngu-amen, ngakho yengeza lokho ekukholweni kwakho. Oh, usufika ekubeni yindoda elungileyo sibili okwamanje. Bona usukhwela phezulu, bona ngani? Ngokholo njalo lamandla lolwazi. Bona ukuthi umakha njani lo muntu. Uyabona ukuthi akula ndlela yokubalekela le indlela yokuba sesimene ezicweleyo sika Kristu. Yebo nomzana, ukwahlulela kuhle, ukwahlulela ukuthi kuqondele kumba kuqondanga, ukukholwa ilizwi likaNkulunkulu, ukwahlulela ukuthi kuqondele kumbe akuqondanga, ukuthi kufuze ngilandele isivumo kholo kumbe ngilandele uNkulunkulu. Yahlulela ukuthi kuqondile kumbe akuqondanga, kumele ngizalwe kutsha kumbe ngibe join ibandla nje lapho ke usuqalisa. Yahlulela kuhle lapho umthumayele sithi insuku zezimanga sezadlula. IBhayibheli lathi uJesu Kristu ofana nayo izolo lamuhla lanini nini. Manje wena uzakholwa kuphi lapho usithi ngizathatha uNkulunkulu? Manje kawutsho lokho njengokukhuluma nje, kulungile, ngiyakuthatha, usuka nje enhlizweni yakho. Kodwa okuthile kuwe, ukholo lwakho uyasukuma khonapho. Nanko ke ukholo lwakho luthi ngiyakwazi ukuthi uyafanana. Amen. Ngimfakazile yena ukuthi uyafanana, akula lutho olungakususa kimi. Ngiyakwazi ukuthi uqotho. Amen. Ubusengeza ke lokho ekholweni lakho, kubeke phansi esisekelweni, usukhwela phezulu kathesi, uyakhwela phezulu, usiza embusweni, usufike ezigabeni kathesi. Kulungile. Manje into elandelayo umthumayeli uza kutshela labanye abantu abaningi, but izinto lezi ozibalayo eBhayibhelini zazinge zesinye isikhathi. Kathesi ngiza kutshela isizathu ngoba kasizidingi lezo zinto lamuhla. Kasizidingi, boni, akumelanga, akudingi ukuba senze lezo zinto. Ukusiliswa nguNkulunkulu, kasikhulumi ngendimi ebandleni ukuze ibandla lihlale liqondile futhi kasenzi lokho. Sizafika kulokho. Ngilo mbhalo engiwubhale phansi lapha ngalokho, boni, ukuthi sikwenze yini kathesi kumbe hatshi. Kathesi kodwa lapho wathi, kangikwazi. Akumelanga senze lokhu lamuhla. Into kuphela engicabanga ukuthi kumele siyenze, kufuze sifunde ukukhuluma kuhle nxa siphambi kwabantu. Kumele sihambe njalo kudokotela wengqondo, ahlole ingqondo zethu ukuze abone ukuthi sizenelisa yini ukwenelisa ukuzibeka kumbe ukukhalipha kwethu kuphezulu yini ukuthi sikwenze. Lokhu lokunjalo futhi ngicabanga futhi sibambe imbuthano enkulu kakhulu, siyakhe inhlanganiso yethu. Kasi yakhe inhlanganiso. Ngangilapha ekuseni lokhu ukuzokwakha inhlanganiso. UKristu kangithumanga ukuthi ngakhe inhlanganiso. UKristu wangithuma ukuthi ngakhe umuntu ngamunye baze bafike kusimo sikaJesu Kristu, ukuze babe yindlu yamandla lendawo yokuhlala umoya ngelizwi lakhe. Ngelizwi lakhe, boni, ukwakha umuntu aze afike kule ndawo, hathi ukwakha inhlanganiso ukuthi ibe yinhlanganiso yenkolo enkulu, kodwa ukwakha umuntu ngamunye babe ngamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu. Yiwo umqondo, boni, yengezelela ekukholweni kwakho amandla. Emandleni akho yengeza ulwazi. Kuhle kathesi usufika endaweni. Kathesi nxa beqalisa ukuthi kuhle, akudingi samukele lokho lamuhla. Kumele ukwenze, kumele kube njalo. Imibhalo ngeke iqambe amanga futhi kayila ngcazelo ensitha lacho iBhayibheli. Wena kukhole kuphela ngendlela okubhalwe ngayo lapho. Boni, kumele ube lazo lezi zinto ukuthi indlela kuphela ongenelisa kuphela ukuba lakho ikuba lolwazi oluzalwa ezulwini. Futhi ulwazi oluzalwa ezulwini luzaqinisa ilizwi, boni. Kumele ukholwe, hathi ukukholwa ukufanisela khona. Akula kulokho okufanisela ukholo. Boni, ungazama ukuthi ngikutholile. Ungabi inyoni emnyama ezifaka insiba zepiko, boni, ngoba zizahle zikhithike. Kazimilanga okwemvelo zabakhona zihlonyiwe. Ngicabanga lapho uDavita owathi amahubo 1 uza kuba njengesihlahla esihlanyelwe emfuleni yamanzi. Uyazi kulo mahluko ukuhlanyelwa lokugqumekwa ukunamathiselwa. Njengesihlahla esidala somoki sihlanyeliwe, uyathandela usehla njalo uyabamba kakhulu. Okuyisigodi okuncane okudala kuhlonyelwe khonapho, awazi ukuthi kuyini okuza kwenzakala kukho. Akula mpande, akula sisekelo, bona. Kuyafanana labanye abantu abavela esikolo sabafundisi kumbe okuthile, bona. Kabala awu udokotela zibanibani lo zibanibani, ungicobile kunkonzo. Akwenzi mehluko ukuthi lokho kwakuyini. UKristu wakuzalela kukho, bona, bona, ngokholo lwakho, bona. Uguquliwe wazalelwa kukho futhi ngemva kokuzalelwa kukho lezi izinto azikhangelela ukuthi uzengezelele ubeka nje uzengezelela kathesi sesehla ngomzili kathesi kuza kuba lokunye kulolu lwazi esingakhuluma ngakho ulwazi lobuNkulunkulu bona kulolu suku iBhayibheli selilahlekelwe yini ngumutho walo bona bona abantu abaningi bayakutshela khonoko ukuthi iBhayibheli kalitsho khonoko sibili uba uNkulunkulu engikhangela futhi engiqondisa esonweni sami futhi uba ngiyindodana kaNkulunkulu uyakwenza khonoko uyakwenza lawo ngaleyo ndlela amadodana la madodakazi lapho usenza ulutho olubi uyakuqondisa ngakho uba uNkulunkulu ezihlupha ngawo okokuthi uyakukhangela futhi akuqondise kangakanani ke yena ilizwi lakhe elisibonelo sakho elinguqobo lwakhe ekuqaleni kwakulilizwi futhi ilizwi lalilonkulunkulu futhi ilizwi lalingunkulunkulu futhi laba yinyama njalo lahlala phakathi kwethu ilizwi liyisambulo sikaJesu Kristu litsho njalo iBhayibheli uKristu esanjulwa elizwini lakhe futhi uba ekukhangela nxa usephula le imilayo uyakucala ngesenzo lesi ukhangele kangakanani umlayo wakhe okuqalayo amen qhubeka phambili mfana ungangitsheli leyo nto ngiyakholwa kulwazi oluqotho lukamoya ongcwele ulwazi lukamoya ongcwele luyavuma lonke ilizwi ngo-amen lapho uthola lezi zinto ezikhanya ngani ziyaphikisana ebhayibhelini uyahlala phansi njalo ukuhlolisise njalo uthandaza kanjalo ukuthi into yakuqala uyazi umoya ongcwele uyaqala ukungena ngemva kwesikhathi uyakubona kungenelana ndawonye njalo nanko usulakho bona yilo ulwazi abanye babo bathi awu kathesi ibhayibheli lathi uyafana izolo lamhla lanini nini futhi ibandla lithi ngomqondo othile uyafana usuvule isikhala khonapho bona yebo numzana hajini umzana uyafana yebo numzana uJesu Kristu uyafana izolo lamuhla lanini nini akula mehluko kuye ngitsho uyaphila ebandleni lakhe esenza into efanayo kuse yisikhatshana njengoba ngitshilo sikhathi esincane esidlulileyo kuse isikhatshana futhi umhlaba kawusoze ube usangibona kodwa lina lizangibona ngoba yena wathi ngiza kuba nani njalo lakini kuze kube sekucineni komhlaba futhi wathi imisebenzi engiyenzayo nani lizayenza njalo wathi lizaba livini lina lizaba zingatsha futhi ugatsha luphila kuphela ngempilo yemvini loba yikuphi okukumvini uyaphuma ngogatsha udumo ngakho uKristu ongofana izulu lamuhla lanini nini ngiyaletha impilo yenkosi uJesu Kristu amen ulwazi hatch olomhlaba usebenzisa ingqondo loba yiluphi ulwazi lomhlaba luyasebenzisa ingqondo bona kodwa ukholo kalula kusebenzisa ingqondo uNkulunkulu uyakwambulela into ethile ethile iza kwenzakala yonke ingcwethi yesayensi esemhlabeni ingakutshela kanjani bona yebo numzana alusebenzisi ingqondo iBhayibheli lathi siyaphosela phansi ukusebenzisa ingqondo awusebenzisi ingqondo ekukholweni ukholo alula kusebenzisa ingqondo ukholo luyazi lapho olukhona ukholo luyenza ukholo luyabambelela kalungeke lunyikinyeke akula lutho olungalunyikinya ngangila ndaba ukuthi kuyini lokhu lokuyana lokuyi kalunyikinyeki la kancane liyahlala khonapho liyalinda linda 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 akwenzi ngitsho umahluko uhlala khona lapho uNkulunkulu watshela uno lezi zinto ziza kwenzakala kwakukholwa bona uNkulunkulu watshela uMose lezi zinto ziza kwenzakala kwakukholwa uNkulunkulu watshela abafundi izinto ezithile ziza kwenzakala kambani phezulu le ePentecost liyelinda bahlala khona yebo numzana kulungile manje ulwazi manje hatch ulwazi lomhlaba kodwa lulwazi lwasezulwini futhi ulwazi lwasezulwini lapho uNkulunkulu engumthombo walo lonke ulwazi futhi uNkulunkulu ulilizwi ngakho nxa ulolwazi lwasezulwini uyakhola ilizwi futhi yonke into uyayihluza ngelizwi futhi lolu daba lomthetho ibandla elibe lingene kulo kumbe ngibe ngikulo umunye wamadoda kwesinye isikhathi kudale elincane wangitshela wathi ngathi akulalutho olubi abantu tholayo futhi baqalisa uku ngathi awu ngakho ke kuba kungela into engaqondanga kungani lingasuki ngemva kwami bona bona futhi ngaqhubekela phambili ngimtshela ngeminye imbhalo wathi indoda enkulu ilomhlangano wegwayi esandleni What? No pranam. Ngiyisifundi seBhayibheli. Ngathi ngiyajabula ukuzwa lokho. What? Kathesi ufuna ukuba kwazi ukuthi lokho okwamasa lamusi okuhlawulisela amahenki lawa owathumezayo lawo amasa lamusi amancane okuthandazela amahenki lawa ubusuwathumela wona amalembu agcotshiweyo uwabiza usithi lembu. What? Ngakho uyakuhlawulisa lokho. Ngathi hatshi umzana. Akula nhlawulo kikho futhi wase sithi kulungile kulawa amasa lamusi ngathi ukubiza usithi ngamasa lamusi mnumzana ungitshelile imizuzu emlutshwane edlulileyo ukuthi uyisifundise iBhayibheli wathi ngiyiso ngathi ngitshele amazwi akumsebenzi 19:11 ulwazi wahle wazibambisa kukho wazama ukutshintsha indaba ngathi ngitshele ke amazwi akuJohane 5:14 kazange akwenzi. Ngathi ngakho uJakobe 5:14 kazange akwenza ngathi uyamazi uJohane 3:16 bon ulwazi ukukhalipha umhlaba. Kodwa lapho wathi kodwa mnubranam uzama ukuthonisisa lolu daba ngeBhayibheli thina siluthonisisa ngemithetho yesizwe. Ngathi numzana kanti imithetho yesizwe kayisekelwanga yini eBhayibhelini. Ngakho yikulunga. Amen. Ngakho ikulunga. Ulwazi hatshi olomhlaba. Ulwazi lukamoya olwelizwi ukwazi ukuthi uNkulunkulu wathini. Uyenze okwakhulunywa nguNkulunkulu kulungile lokho. Ngakho uba usulapho lokho njalo ukholwa zonke lezi zinto ukuthi uyafana kuzo zonke lezi zinto. Ilizwi lithi kuliqiniso. Uyalivuma lonke ngu-amen kulungile konke. Ngezelela lokho ekholweni lakho konke lokho kulungile. Yebo. Uba omunye ezama ukukutshela ukuthi iBhayibheli selilahlekelwe ngamandla alo. Akulanto ethiwa lubhapathizo lukaMoya Engcwele. Aha, ungangezeleli lokho, akusoze kusebenze. Kuza kuwa njengokufaka umdaka edwaleni, akuyikuma, kuza kohloka. Ngakho abantu bayakutshela, iBhayibheli ngeke litheni namhlanje. Nanzelele kathesi, ungahambi ukholwa lokho. Alingeke libe liqiniso. Tshela kuzwa lokho. Sonke isikhathi umutsho omncane kawungeke ulithembe iBhayibheli awu uba ulakho lokho engqondweni yakho kawuzani ukungezelela ngoba akusoze kusebenze isakhiwo sonke siyawohlokela phansi khonapho kumele ibanjaniswe ngumoya ongcwele ngitsho ukunamathela ndawonye ngomdaka olinamathiselayo futhi into efana nayo ekunamathiseleyo uyayazi indlela ithubu evela emlilweni ivele ihlala isikhathi eside ukwedlula leyo efakwe isigamba esidala ukuthisa okuncane kungafika esigambeni sethaya into yakuqala uyazi ithaya lelo lenze lichise kancane ungezelele ukugijima njalo siza ncibilika siphume yebona umzana futhi yilo uhlupho ngabantu abaningi namuhla bayazama ukunamathisela ulwazi lwabo kulwazi lomhlaba ngeglue encane endala eyomhlaba njalo lapho izilingo zibuya awu mhlawumbe ngibe ngiphambansile bona futhi umoya uyaphuma uyapontsha imizuzu emlutshwane konke ukuhlaba umkhosi kwakho lokweqa phezulu laphansi akuncedanga lutho abantu bayakubona usubuyelile emdakeni ofana nayo njalo bona kuqondile lokho kodwa ungahlala khonapho yokutshisa okweneleyo kukamoya ongcwele uze ukwenze wena lethubhu libe munye yikho lokho wena lethubhu liba munye lapho ungahlala khona kuze kuthi wena lezithembiso zonke zikaNkulunkulu libe munye ngakho ngezelela lokho ekholweni lakho ungayekeli ungakungezeleli ngitsho uthi ilizwi ngeke ulithembe ungazami ukungezelela lokho uthi izithembiso ezilapho ezobhabhathizo likamoya ongcwele zazi ngezabafundi abalithumi lambili kuphela njengokutsho kwamanye amabandla lamuhla ungazami ukungezelela lokho yikho lapho okule sisekelo sabo khona konke kuwohlokile bona njengo uziya izolo ebusuku lapho ebona isisekelo salindoda owaye eyithembile konke kuwohlokela phansi wachaywa yibulephero kwakungasekho kuhle manje kubafundi nje abalithumi lambili abafundi abalithumi lambili kuphela ngangi phansi kumfowethu right ngicabanga ukuthi basemuva ngale kweyinye indawo ngobunye ubusuku kwaku nomtshumayeli phansi le ngangikhuluma abatshumayeli abane kumbe abahlanu bebonke. Lumthumayeli wasukuma njalo wasesithi kathesi, ngifuna ukulitshela okuthile lina bantu abathandekayo. Oh, ngicabanga ukuthi lingabantu abalungileyo. Ngathi ngatshela omunye ngathi ngulowana omunye ohlezi laphayana khangelana. Ngakho uJunior Jackson emuva le eseqedile ukukhuluma futhi wathi wayethumayela ngomusa kaNkulunkulu. Oh, mina bo wayesitsha elindele waya phezulu lapho futhi wayezama ukuzwisisa. Kathesi ngifuna ukuthi ngithi umnu Branham olapha ngiyalitshela ungumphiki uKristu futhi waqalisa njalo ubusuku bonke. Abanye abathumayeli baqalisa ngathi manini okomzuzu kathesi ngingatsho lutho bazalwane yena uyedwa futhi thina siliqembu. Ngathi umthiyeni enjalo kathesi ungiqalile ngangikufuna mina kakubi ngangikwazi ukuthi ngenzeni boni. Ngakho wathi umnu Branham ungumphiki uKristu futhi waqhubeka ekhuluma konke liyazi mayelana ngakho. Wathi lapho ubhaphathizo kamoya ongcwele wathi iBhayibheli lathi kulabali 12 kuphela abathola ubhaphathizo lukamoya ongcwele. Sikhuluma ngokusiliswa nguNkulunkulu. Abafundi abali 12 kuphela babe lokusilisa kukaNkulunkulu. Wathi sikhuluma lapho iBhayibheli elikhuluma khona njalo sithule lapho iBhayibheli elithule khona. Ngamelela waze waqeda ukukhuluma enceza okwesikhathi esingafika phose ingxenye yehola. Ngathi akume okomzuzu ngibhale phansi okuningi lapho. Ngathi akungiphe ithuba lokuthi ngiphendule okunye futhi sengisukumile. Ngathi unumzana lo uthe ukhuluma lapho iBhayibheli elikhuluma khona. Ibandla lakhe lenza njalo futhi bayathula lapho elithule khona lonke lingabafakazi. Yebo. Ngathi kathesi uthe kulabali 12 kuphela abamukela umoya ongcwele. iBhayibheli lami lithi babe likhulu lamathumi amabili yilo uhlamvu lakuqala. Amen. Phusela ulwazi olunjalo uyabona lokho akade ekuzama. Ngathi ngakho ngicabanga ukuthi uPaul kamukelanga umoya ongcwele lapho esithi wawamukela boni. Ngathi phansi lapho uPhilip esehla njalo wathumayiza amaSamariya babe baphathizwe ebizweni likaJesu. Kuphela umoya ongcwele wawungakayehleli phezu kwabo futhi bathumele futhi bathola uPetro futhi loJohane beza futhi babeka izandla phezu kwabo futhi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo. Ngicabanga ukuthi yibo bodwa abali 12. Ngathi kumsebenzi 10:49 lapho uPetro ephezu kophahla lwendlu futhi esebone umbono wokuthi babe siya kuCornelius. Lapho uPetro esakhuluma la amazwi umoya ongcwele wehlela kibo ababezwe ilizwi. Ngathi iBhayibheli lilokhe likhuluma lingaphike ibandla lakho isele emuva kulokho okucatshangwa ukuthi kuzaba khona. Uqondile lokho boni. Ngathi ukusilisa kukaNkulunkulu wena uthe abaapostoli abali 12 kuphela yibo ababe lokusilisa kukaNkulunkulu. iBhayibheli lathi uStefan wehla waya eSamariya futhi waxotsha udeveli futhi wasilisa abagulayo futhi kwaba lokujabula okukhulu edolobheni futhi waye ngayisuye omunye wabali 12 wayengayisuye umpostoli wayengumdikoni. Amen. Amen. Ngathi futhi uPaul wayengayisuye omunye wabali 12 ababesendlini ephezulu futhi waye elesipho sokusilisa kukaNkulunkulu. Ngathi khangela nje izipho zokusilisa futhi kuquba kusiya iminyaka engama 3 ayelandelayo waye lokho eseKorinte egcoba isipho sokusilisa kukaNkulunkulu emzimbeni kaKristu. Oh, mina kathesi uhlobo lolwazi lolu olufunda kwelinye ibhuku kungcono uliphusele egabheni lezibi. Woza kulolu lwazi lapho uNkulunkulu esithi ungofanayo izolo lamuhla lanininini. Wothi amen. Yebo numzana, yebo numzana. Hathi kwabali 12 ngokwabantu bonke. Ungathola uhlobo olunjalo olokholo lapho ukholo lwakho lusabela konke ngu-amen. Khonapho ungathi kulungile ngezelela kulokho. Okwesine kuzamele sigijime ngoba ngikuhle ukuma lapha njalo ukhulume ngakho. Amen. Yebo, okwesine ngiyabonga. Ngezelela ukuzithiba. Oh, mina sesifikile ekuzithibeni. Manje ube lokholo kuqala. Kumele ube lalokho ekuqaliseni. Ube usungezelela amandla ekholweni lakho. Uba kuluhlobo oluyilo lwamandla. Ube usungezelela ulwazi. Uba kuluhlobo oluyilo lolwazi. Kathesi usuza ngezelela ukuzithiba. Ukuzithiba akutsho ukwekela ukunatha utshwala lapha kumbeni. Hatch, hatch. Ukuzithiba akutsho ukwelatshwa ekubeni yisidakwa. Hatshi kulokho. Lokho ikuzithiba okwebhayibheli. Ukuzithiba kukamoya ongcwele. Lokho ngokunye nje kwenkanuko yomzimba. Kodwa sikhuluma ngokuzithiba kukamoya ongcwele. Lokho kutsho ukuthi ukubamba okwenza ulimi lwakho. Hatshi ukuba ngohlebayo. Ukubamba ulaka lwakho. Ungapopothi sonke isikhathi lapho omunye ekhuluma kubi kuwe. Oh mina, mfana. Inengi lethu lizakuwa singakaqalisi ngasisoze yini bona ngakho siyamangala ukuthi kungani uNkulunkulu engekho ebandleni lakhe esenza izimanga lezi zinto ababezenza yebona umzana bona ngezelela lezi zinto ngezelela ukuzithiba kikho ukuzithiba ukuphendula ngomusa nxa umuntu ekhulume kuwe ngolaka omunye engathi lina qembu lezigiqiki ezingcwele phansi lapho ungeqi ubusukheza imikhono yakho manje bona hathi lokho kodwa khuluma ngothando lobuNkulunkulu ukuzithiba umusa yiyo indlela ofuna ukuba yona nxa ukhulunyelwa okubi kawuphenduli ngokubi menze abe yisibonelo sakho lapho besithi uba uyindodana kaNkulunkulu uqula amatshe lawo abe yisinkwa wayengakwenza njalo etshengise ukuthi unguNkulunkulu kodwa waye elokuzithiba lapho bembiza besithi Beelzebubi yena wathi ngizalixolela kukhona lokho kunjalo yini basiphuna indevu ezigcwala isandla ebusweni bakhe futhi bakhafulela ubuso bakhe futhi bathi yehla esiphambanweni yena wathi baba bathethelile kabakwazi abakwenzayo lapho elesipho wayesazi zonke izinto ngoba kuye kwakulokugcwala kobuNkulunkulu emzimbeni babembonile esenza izimanga ngokutshela abantu okwakuphambanisekile kibo lokunjalo futhi kanjalo bathandela ilembu ekhanda lakhe bavala amehlo akhe futhi bamtshaya ekhanda ngesigodo futhi bathi profit sitshele ukuthi ngubani okutshayileyo siza kukhona bona wayelokuzithiba manje uba ulakho kanjalo kungezelele ekukholweni kwakho uba ulokhu ukhamuluka njalo ubhopota futhi ukhathazeke futhi uxabane futhi uqhubeka phambili aha kawula kawungeke ungezelele lokho ngoba akusoze kungezelele bona akubambani kawungeke uthathe isiqephu serap uyazi futhi sibambanise lensimbi akusoze kusebenze hathi kumele kube buthakathaka njengerap bona futhi lapho ukholo lwakho lokuzithiba kwakho siba lihlobo olufana nayo lokuzithiba kukamoya ongcwele aye lakho ngakho ke kuzabambana laye we ngeziwe kukho lapho amandla akho ufanana lamandla akhe ngakho kuza ngezelela kukho lapho ulwazi lakho lufanana lolwazi lwakhe ngibuyile ukuzoyenza intando yakho oNkulunkulu bona ngelizwi likaBaba wanqoba bonke odeveli izulu lomhlaba kuza kwedlula kodwa ilizwi kalisozi bona lapho ulolwazi olunjalo luzabambana lokholo lwakho lapho ulokuzithiba okuqondileyo njengalokho ayelakho kuzabambana uba ungelakho ulokwenziwe ngumuntu kungaphelelanga ukholo olumanzisiweyo kumbe ukuzithiba kumele ngimwankale kodwa mhlawumbe kungcono ngeke ngoba bengamfaka ibizo lami emaphepheni ngenxa yakho lolo kayisilo hlobo lokuzithiba akhuluma ngalo ungazami ukungezelela lokho akusoze kusebenze kodwa ungenelisa okweqiniso ngokuhlabusa okuvela enhlizweni yakho uxolele wonke umuntu uzithulele uyekele kwedlule bona ngakho ke konke kuzabambana ungangezelela lokho ekholweni lakho akumangalisi ibandla lisilela kakhulu akunjalo na akumangalisi ngingathi phendukani libhabhathizwe ibhayibheli lathi ebizweni likaJesu Kristu uthi okholwa kube uNkulunkulu abathathu kakukholwa lokho uthi lo ngumphiki uKristu omdala unguJesus name unguJesus only qaphela mfana kangazi ngokuzithiba kwakho kathesi bona kungani ungabuyi uthi kasibonisani ngalokho mfowethu Branham izathanda ukuzwa lokho kucasiswa bona njalo yehla uze ukulalele futhi ke ubekwe phambi kwakho njalo ube usukuflathela ukuthi siza ngena kulokho kumzuzu emlutshwane kubuNkulunkulu bona kodwa lapho upopothi uthanda ukugijimela ukuthi uthi lokho kutsho ukuthi aha lokho kayisikho bona awukabi lokuzithiba kweBhayibheli nxa usenza njalo ukuba ukwazi ukuphendula ngakho ke uba ulakho konke lokho ungangezelela lokho ekholweni lakho ngakho ke ngemva kwalokho okwesini ufuna ukungezelela ukubekezela ekholweni lakho uba ulokholo uyaveza ukubekezela iBhayibheli lacho bona ngakho ke lokho ngikubekezela kathesi into elandelayo eza kwakha lesi simo uyazi uNkulunkulu uloko kwakhisa ngakho okuqotho kusakhiwo sakhe bona ukuthi sisilela njani mfowethu dadewethu bona ukuthi kungani lapho esikhona yebona umzana bona sile nkazimulo siloku memeza lezinto ezinjalo ngoba silokhulu kodwa nqa sisehla sisiza kulezi zinto lapha uNkulunkulu kangeke asakhe size sifike kusimo esinjalo bona yena angeke esenze sifike kulolu hlobo lendawo enjalo silazo zonke ezinye lezi zinto siyawa sithelele kanye lakho bona yena angeke athe ibandla lakhe ukubekezela kanye lani ukubekezela okunjani into yokuqala yikuthi bekezelela uNkulunkulu nqa ulokholo oluqobo ukholo oluqotho uzaba lokubekezela okuyikho okuqotho ngoba ukholo lusebenza ukubekezela nqa uNkulunkulu ekhuluma loba yikuyini uyakukholwa yikho kuphela ulokubekezela uthi awu ngimcelile izulu ebusuku ukuthi angisilise kodwa ngilokho ngigula ekuseni lokho oh mina ngikubekezela yini khona lokho uNkulunkulu watshela uAbraham njalo iminyaka engamajumi amabili lanhlanu eyalandelayo kwakungela ngitsho isitshengiselo esisodwa wayelokhu ekholwa waba lokubekezela kuNkulunkulu aha umbeke isikhathi sonke phambi kwakho umvumele abe yinto elandelayo ozayiyeqa kwakungeke umeqe ngakho mgcine yena ephambi kwakho kwatsho njalo futhi kuza kwenzakala bona gcine yena ephambi kwakho kuqondile lokho uno wayelokubekezela yebo uno wayelokubekezela okuqotho okobuNkulunkulu uNkulunkulu wathi ngizabhubhisa lumhlaba lo ngezulu njalo uno wachumayela okweminyaka elikhulu lamajumi amabili kunjalo ukubekezela okunengi akula ngitsho amazulu anethayo evela ezulwini kwakungela lutho kwayala kulothuli njengamalanga onke okweminyaka elikhulu lamajumi amabili kodwa kwabekezela ngakho-ke uNkulunkulu uyakuvivinya ukubekezela kwakho qondile lokho uNkulunkulu uyakuvivinya ngemva kokuba esetshele uNowa kathesi yena wathi no ngifuna wena uqhubekele phambili futhi ungene phakathi komkhumbi ngiza ngenisa izinyamazana phakathi khona futhi ngifuna wena ungene phakathi khwela endlini yaphezulu manje ukuze ukhangele ngaphandle efasteleni eliphezulu kathesi ngifuna wena ungene phakathi khona ngifuna utshele laba abantu kusasa lokhu ebengitshumayela ngakho okweminyaka elikhulu lamajumi amabili kuza kwenzakala kulungile wena yehla uye phansi le ubatshele sasiyini isibonakaliso sakuqala uNowa wangena phakathi emkhunjini kwakungela zulu uNowa walungiselela futhi waseqoka ijazi lezulu futhi layo yonke into ngakho ukuze yena akhangele phandle kanye ngesikhatshana walungiselela kodwa usuku olulandelayo ngiyakhula waye ngabe watshela imuli yakhe futhi labo malukazana bakhe futhi labo bonke wathi oh mina kusasa lizabona into elingakaze libone ngoba yonke indawo esibhakabhakeni iza kuba mnyama futhi umdumo lombane kuza kuthatha indawo inkemba enkulu kaNkulunkulu izadabula isibhakabhaka yena uza kulahla leli xuku lezulu elasidelayo okwale iminyaka elikhulu lamajumi amabili lina nje likhangele libona abanye bamakholwa aphakathi laphakathi uyazi lapha abazulazula eduze khona nje kodwa bangabuyi phakathi liyazi lokhe sisalabo uyazi ngakho babuya bathi yebo lindoda endala beyingabe iqinisile ngakho kuhle hambani liyelindela okwezinsuku ezilutshwane kumbe lime okwamahola amalutshwane ekuseni futhi siboni osuku olulandelayo kulokuthi kube leyezi elimnyama nanto ilanga liphuma phezulu njengalokhu lihlala lisenza uno wakhangela phandle wathi yeyi akula mayezi lo undoda weza wathi ngazile wena ubungomunye wabo uyabo uyabhodabhoda lapha awu ungixolele mnumzana haha mhlawumbe nginje uyazi bengitshisekela nje uyazi sengathi bo haha kodwa uno wayelokubekezela wathi nxa lingabuyanga lamhla liza kubuya lapha kusasa ngani uNkulunkulu watsho njalo ukutshele nini lokho no iminyaka elikhulu lamajumi amabili edluleyo sengize ngafika lapha ngakho ngilindele lapha kathesi bona lokhu ngemva kwesikhatshana sifumana uNkulunkulu uze wafika lapha elindele ibandla futhi kodwa liza kuba khona ungakhathazeki wena yena walithembisa kulindelwe isikhathi sonke lesi ukuvuka kuza kuba khona ungakhathazeki uNkulunkulu wakuthembisa lindela nje ngokubekezela ungalala lokho akusozi ungabanjwa isithongwane nje lapho kungakwenzakali kodwa uza kuvuka ngaleso isikhathi yena wakuthembisa bona isithongwane bona lokho esikubiza ngokuthi isithongwane sokufa yazi lokho esikubiza ngokuthi ukufa isithongwane nje kumba ukulala kuKristu akulanto enjengokufa kuKristu ukufa lempilo akubi khona ndawonye bona siyathatha nje isithongwane nje ukuthi abangane bethu ngeke basibize kusi nguye kuphela ongenelisa ukusibiza yena uzabiza futhi ngiza kumphendula yena watsho uJobe uJobe ubelele manje okweminyaka ezinkulungwane ezini ungakhathazeki uza kuvuka ungakhathazeki yena ulokho elindile uno walindele usuku lesini lwedlula akulazulu konke kulungile kuza kwenzakala ngiyamuzwa unkosikazi Noah weza khonapho esithi baba wena ule ungakhulumi njalo wayelokubekezela ngoba wayelokholo yebona umzana wayelamandla wayelolwazi ukuthi uNkulunkulu wayeqondile wayelokuzithiba yena akazange waphangisa ukuzonda ethi awu angazi ukuba konke kumayelana ngani sengilahlekelwe ludumo lwami lonke phandle le hatshi abantu abasela ndaba lami ngitsho ngizaphuma phandle le yeqala kakutsha njalo kakutsha njalo hatshi waye elokubekezela uNkulunkulu wathembisa uNkulunkulu uzakwenza uNkulunkulu uzakwenza ngoba uNkulunkulu watsho njalo futhi ngiyayibona indodana yakhe iyabuya khonapho ithi baba uyazi waphulula isandla sakhe enweleni zakhe ezinde eziluthuli uyazi futhi waye sele minyaka engamakhulu ukudala uyazi ehleli lapho wathi ngiyazi ungukhokho osemdala ngiyakuthanda baba kodwa kungenzeka ukuthi ungabe uphambansile kancane oh hatshi ngani uNkulunkulu utsho njalo ubaba lezi sekuzinsuku eziyisithupha thina sihleli phezulu lapha sihleli phezulu lapha phakathi kwalo omkhulu ogugile umkhumbi omile ohleli khona lapha futhi ubhadiwe ngaphakathi futhi langaphandle futhi thina okweminyaka yonke le besisakha kuwo futhi wena wamaphandle le futhi wathumayela zazi zaba mhlophe futhi waba lempabanga futhi nanko ke uphezulu laphana kathesi uzama ukuthi into ethile lethile ukuthi abantu bayahleka ukuthi bejikela amatamatisi abolileyo futhi lezinto emaceleni awu khangela lapho ukuthi kwenzani ngani uyazi iba lokubekezela ndodana uqinisile kuza kuna umalukazana wakhe wathi baba uyazi liza kuna kodwa besilokhe iminyaka yonke le silindele besilungiselela futhi wasitshela liza kuna iviki edlulileyo futhi siphakathi lapha futhi iminyango yonke ivaliwe futhi nanko ke silapha sihamba-hamba phakathi lapha futhi lelanga nje lokhe lijisa khona phansi njengalokhu okukade kuyikho kodwa liza kuna ukwazi njani na uNkulunkulu utsho njalo manje lapho wena usiba njalo kungezelele khona kodwa nxa ungelakho ngaleyo ndlela ungazami ukwengezelela khona akusoze kusebenze ekusiliseni akusoze kusebenze nakwenye into boni ufanele kungenelane kanye lalokho okufanana lalokho okulungiswe ngakho lokho yikho kufanele ukwengezelela ukubekezela kanye lesithembiso sikaNkulunkulu yebo nomzamo uno wakukholwa lokho futhi waye elokubekezela kanye loNkulunkulu iminyaka elikhulu lamajumi amabili uMose yena waye lokubekezela kanye loNkulunkulu yebo nomzana Mose sengikuzwile ukukhala kwabantu bami sengibonile ukuhlupheka kwabo sengisiza ukuzoba khulula bona ngiza kuthumela phansi futhi ukuphikisana khona phakathi kwakhe loNkulunkulu futhi uNkulunkulu wamtshengisa inkazimulo yakhe wathi lapha ke sengihamba lapho esebone kanye inkazimulo kaNkulunkulu uyabona waba lokukhula wathi kuyini lokhu okusesandleni sakho Mose yena wathi intombi yena wathi iphosele phansi yaphenduka yaba inyoka yena wathi oh mina yena waseqala wathi iphakamise Mose nxa ngisenelisa ukuyiphendula ibe inyoka ngiyenelisa ukuyiphendula njalo amen nxa uNkulunkulu engenelisa ukunginika impilo yemvelo yena uyenelisa ukunginika impilo kamoya nxa uNkulunkulu waye engangipha ukuzalwa kwakuqala yena engangipha ukuzalwa kwesibili amen nxa uNkulunkulu engenelisa ukuphilisa lo ngokusilisa kobuNkulunkulu yena engenelisa ukukuphakamisa lokho njalo enkazimuleni yakhe esukwini lokugcina lokho yikho
ngingaphosa phansi lintonga futhi iphenduke ibe inyoka ingayiphendula ibuyele ibe yintonga ithathe uyiphakamise ngomsila uMose wafinyelela phansi futhi wayibamba nanko-ke lapho intonga yena waqala ukungezelela ulwazi lapho boni
yini uhlupho ngesandla sakho Mose akula beka ngaphansi kwegwapha lakho kulungile pho ngemhlophe ngobulephelo oh nkosi khangela isandla sami ubuyisele ngaphansi kwekhwapha lakho Mose yena wasibuyisela njengalokho ngaphenduka nje njengokuba yena waqala ukukwengezelela njengalokho ngalokho bona yebona umzana
yena wafika phansi lapho futhi ukuphikisana kwakuqala yena wafika phansi lapho waphuma lapho futhi wathi inkosi uNkulunkulu uthe yeka abantu bami bahambe Fero ifuna ukuba ubekwazi lokho buye njengomeli kaNkulunkulu fanele ungilaleli
uFero wathi ukulalela uyakwazi ukubana mina ngingubani na nginguFero ngilalela wena isiqili wathi uza kungilalela mina kumbe uphuphi uza kwenza loba yikuphi okufuna ngani yena wayesazi ngalokho ayekhuluma ngakho yena wayelomsebenzi awuthunyelwe yena waye phansi lapho yena wakhuluma loNkulunkulu yena waye lokukholwa yena wayesazi lapho ayekhona funa ngikulalele wena phuma la ngiza kutshengisa ngitshengise isibonakaliso yena waphosela intonga phansi yaphenduka yaba yinyoka ngani yena wathi lobo buqili bamasalamusi angelancedo uyalapha okomzuzu uyalapha Janes wena futhi lo Jambres phosani phansi intonga zenu baziphosa phansi futhi zaphenduka zaba zinyoka wathi manje wena nto engelamsebenzi yehla phansi lapha uze kimi umJipite uFaro waseJipite futhi uza phansi lapha lobuqili bamasalamusi akho angelancedo okunye kwenkohliso yakho uyazi ukufunda ingqondo liyazi engutshoyo ithemba liyakubali ukufunda ingqondo kumbe enye into uyabona yebo ubuya phansi lapha kanye lokunye kwalokho wathi awu singenza into efanayo laleyo oyenzayo waye eyini uMose yena kazange wathi o mnu Fero ngiyaxolisa mnumzana ngiza kuba yisigqili sakho hathi mnumzana yena wama wathula amen hlala khona lapho uNkulunkulu uthe kungelanje ukuthandabuza phakathi enhliziyweni yakhe zibambe ngiza kutshengisa enye into lapho usuyenze khona kanye lokhu yena athe ukwenze kukhangeleka njengokuthi uphambanisekile mana uthule bekezela uMose wathi uyazi lapho ngibeka kuleso isisekelo kwaba nokubekezela okwabekwayo khonapho ngakho ngizalinda nje ukuthi ngibone lokhu uNkulunkulu aza kwenza lapho-ke inyoka ezindala zazikhona zihuquzela zikhafula zihwabhelana eyinye leyinye into yokuqala uyazi inyoka kaMose yathi ginyi 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 futhi yaziginya zonke yena wayelokubekezela labo abalinda ngasenkosini bazahlumelelisa amandla abo baza kuqonga ngamaphiko njengengqungqulu kunjalo na bona yebo baza kugijima futhi bangakhathali bazahamba futhi bengaqaleki bona linda nje ngasenkosini ngoba lokubekezela bona yebo nomzana ngakho u-Israyeli waye eza kukhutshwa impikiswano enkulu yabuya futhi uMose walindela ngakho wangena phakathi enkangala kulolu hambo phose lwensuku ezine kumbe ezintathu kungamamayila angamashumi amane kusukela lapho acapha khona udlula lapho abacapha khona njalo kodwa uMose phakathi enkangala walinda iminyaka engamashumi amane ukubekezela amen yikho kuqondile walinda iminyaka engamashumi amane oh yebo nomzana njalo kufanele sibekezelelane futhi bona kwesinye isikhathi siba ngaba abangabekezeleliyo kakhulu komunye kanye lomunye sicabanga sifanele ukuba njengomose uMose waba lokubekezelela abantu khangela yikho okwabangela ukuthi bangaweleli bona nxa uzama ukwenza olunye olutho njengokuthi ngizame ukufikisa lombiko ngasethebhanekeli ukubona ukuthi umuntu munye wasethebhanekeli uba yilokho kunzima ukukwenza ngizamile ukuba lokubekezela lokho sokuyiminyaka engamashumi amathathu lantathu bona woba lokubekezela abesifazane lokho begunda inwele zabo lokho besasenjalo kodwa woba lokubekezela bona woba nje lokubekezela linda kufanele wenze njalo nxa wena ungelakho ungazami ukwakhela kulokhu phansi lapho woba lokubekezela la kwesinye isikhathi lapho iqhubu labantu abahlamukayo baba lokungabekezeli babangela uMose ukwenza into eya ingalunganga kodwa kusenjalo yathi isiza ekubonakalisweni uNkulunkulu wagula ngokwenza kwabo yena wathi zahlukanise wena Mose ngiza bulala lonke ixuku labo futhi ngiqale kutsha yena waseziphosa phakathi laphakathi futhi wathi uNkulunkulu ungakwenzi kuyini yikubekezela abantu ababe hlamukela angazi uba singakwenzi lokho nga ungeke ungazami ukwakhela kuloko ngoba akusoze kuguqule liyazi iyo indlela okokuqala kwabanjaniswa lalokhu njalo iyo indlela konke kufanele kubanjaniswe nga ungakwenzi awufiki kuleso simo sendawo yokuhlala kaNkulunkulu ophilayo nga ungelakho ukubekezela ukubekezela omunye komunye kulungile abantwana bamaHebheru babe lokubekezela sibili babe lapho uNkulunkulu waye bathembisile wabatshela lingakhothameli loba yisiphi isithombe kodwa babe lokubekezela bathi uNkulunkulu wethu uyenelisa kodwa kungena ngasikukhothamela isithombe senu ukubekezela usazi lokhu ukuthi uNkulunkulu uzamvusa yena ensukwini zokugcina njalo impilo ayitsho okuningi phezu kwakho konke bona uNkulunkulu uzayivusa njalo esukwini zokugcina kodwa nxa kusiza ekukhothameleni isithombe asikukwenza ngathesi sizanika uKesari okungokukaKesari kodwa nxa kusiza kuKesari esengenela kokukaNkulunkulu uNkulunkulu ngokuqala uNkulunkulu wathi lingazikhothameli isithombe leso kuthi angiyikukwenza uNkulunkulu wethu uyenelisa ukusikhulula nxa yena engeke angisoze ngikhothamele isithombe wathi kulungile naso isithando somlilo awu yena wathi o ngiyacabanga liza kuna nzima ebusuku futhi lucitshe wonke kodwa akuzange kwenzeke lokhe bebekezile ukusa okulandelayo lapho belethwa phambili komthethwandaba wayehlezi lapho uNebukadnezari yena wathi ulungile bafana selilungele ukungikhumbula njengenkosi yenu sibili phila kuze kube nini nini oh nkosi manje khothamelani isithombe sami oh hatch awu liza kutsha lizihlakaniphi ngikhaliphile belilusizo olukhulu kithi beliyisibusiso embusweni wethu kanti kalizwisisi kangifuni ukukwenza lokho kodwa sengenze isimemezelo lapho futhi kufanele senziwe angifuni ukulijikela phakathi lapho oh bantu yini uhlupho ngani yakwazi lokho kuzwakala kuhle kodwa uNkulunkulu wethu uyenelisa ukusikhulula kodwa ke kungenani waba lokubekezela baqala ukuhamba phezu kweramp omunye wakhangela omunye konke kulungile konke kulungile baba lokubekezela bahamba inyathelo elilodwa uNkulunkulu wayengekho amanyathelo amabili wayengekho amanyathelo amathathu amanyathelo amane amanyathelo amahlanu baqhubeka nje besiya wayelokhu engekho futhi wasekhiliketela khona esithandweni somlilo babe lokubekezela kodwa wayekhulu bona umlilo nje owenele wabachaya ukuthisa izintambo zabo ezandleni lasenyaweni zabo futhi wathi chaya phansi emkhawulweni womgodi wayelapho bona babe lokubekezela Daniel indlela efanayo Daniel wayelokubekezela sibili wayengayikukhalala hathi mnumzane kuyini akwenzayo wavula wona amafastela wakhuleka loba kunjalo kwaku imfunakalo kaNkulunkulu wayelokubekezela walindela kuNkulunkulu esazi ukubana uNkulunkulu wayesenelisa ukugcina ilizwi lakhe bamphosela ebhalwini lwezilwane wathi sizayekela izilwane zikudle yena wathi lokho kulungile wayelokubekezela ngani yebo ngilindele sonke lesisikhathi kuNkulunkulu nxa kufanele ngilindele eminye imilithwane iminyaka ezinkulungwane ngiza kuvuka njalo esukwini lokugcina ngakho wabekezela linda uPaul waba lokubekezela isibili waba lakho khangela lokhu uPaul ayefanele akwenze khuluma ngokubekezela phoke ngabantu bePentecost lapho kuphela bela lokhu kuthunywa lindela kuze bona lindela uze ugcwaliswe ngamandla kuze kube nini abazange babe lombuzo kuze kube nini badola nje impendulo lindela kuze baya phezulu lapho futhi bathi kulungile bafana mhlawumbe ibizuzu engamajuma amahlanu kusukela kathesi umoya ongcwele uzabe esephezu kwethu futhi siza kuba le nkonzo yethu imizuzu elithumi lanhlanu yedlula akula muntu usuku olulodwa lwedlula akula olwesibili olwesithathu olwesine olwesihlanu olwesithupha olwesikhombisa abanye babo bengabe bathi yeyi alicabanga ukuthi vele sesiwutholile wona hatshi 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 lokho yikho hatshi yikho sibili kungcono liphume bafana udevil wathi liyakwazi selivele lakuthola lina lokho elikufunayo Umbegan, qalani inkonzo yenu. Hatch, hatch, hatch. Asikabi la okwamanje. Ngoba yena wathi kuza kuthi lokhu okuza thatha ndawo ensukwini zokugcina ngendebe ezigagasayo futhi la ngezinye indimi ngiza kukhuluma kulaba bantu futhi lokho yikho ukuphumula engakuthoyo bona Isaiah 28:19 watsho lokhu yilokho yikho uza kuthola nqa ngani sizabakwazi nqa wona usiza sizabakwazi nqa wona usiza sizabakwazi isithembiso sikaBaba lapho walindela insuku eziyisifica munemunye futhi ke ngosuku lwethuni sasikhona lapho baba lokubekezela ukulindela manje nxa ulohlobo olunjalo lokubekezela ngemva kokuba uNkulunkulu ekunike isithembiso futhi usibone eBhayibhelini singesami ngakho ke lindela ngakho ke nxa ulohlobo olunjalo lokubekezela lwengeze ekholweni lakho futhi bona ukuthi ke manje ukuthi usukhwele okungakanani Usufika phezu lapha kathesi kulungile isandla senkombalanga sesibhoda laso kayisikho na kulungile kulungile ngezelela lokhu ekholweni lakho izikhathi zonke umbeke yena phambi kwakho ukhumbula kwakunguye yena owathembisayo kwakungayisimi engathembisayo kwakungayisuye umalusi owathembisayo kumbe umfo wethu Neville kwakungayisiye omunye umthumayeli owathembisayo kwakungasuye umpristi kumbe upapa kwakungasuye omunye umuntu wasemhlabeni kwakunguNkulunkulu owenza isithembiso futhi uNkulunkulu uyenelisa ukugcina yonke into yena ayithembisayo kulungile nxa ulohlobo olunjalo lokhulu ukwazi ukubana uNkulunkulu wakuthembisa uthi mfowethu Branham ngiyakula ngifuna ukusikiswa kakubi sibili kwamukele kuyisipho esinikezwe kuwe yebo nomzamo nxa ungakholwa awu wena uthi ngiyakholwa ngakho khohlwa ngakho Yikho kuphela sekuphelile konke boni ngoba lokubekezela nxa ulakho ukubekezela nxa ungelakho uyawohloka kuso lesi isakhiwo lapho boni kuza wisela phansi lakho konke okunye lento eyodwa kufanele ube lalokho ungakwengezeleli ngoba kuzadiliza isakhiwo sakho nxa ungela kubekezela nxa ungelawo amandla okungezelela ekholweni lakho lolu othoyo ukuba ulalo futhi nxa ungelanga ngisho ukholo futhi ubusuzama ukubeka amandla kukho kuza bulalela phansi ukukholwa kwakho bon uthi awu manje mana okomzuzu mhlawumbe konke lokhu kuliphutha loba njani mhlawumbe uNkulunkulu kasuye uNkulunkulu mhlawumbe akula uNkulunkulu bon kuza qamula linto ibe kabili bon kodwa nxa ulokholo oluqotho ngakho beka amandla aqotho kulo lolwazi oluqotho lokuzithiba okuqotho lokubekezela okuqotho boni uhamba ukwela phezulu emzileni kulungile okwesihlanu yengeza ubuNkulunkulu oh mina ubuNkulunkulu bengezwe buthoni ubuNkulunkulu ngikhangele kwezine kumbe ezinhlanu izicazamazwi futhi angizange ngithole ukuthi kuthoni ekugcineni bengiphansi le komfo wethu uJeffreys lapho sakufumana phakathi kwesicazamazwi ubuNkulunkulu kutsho ukuba njengoNkulunkulu oh mina ngemva kokuba lokhulu amandla ulwazi ukuzithiba ukubekezela ngoba ke njengoNkulunkulu uthi angeke ukwenze lokho kwethu Branham oh yebo ungakwenza mangilibalele nje imibhalo emlutshwani lapho okomzuzu Matthew 5:48 siza kuthatha lowo futhi sibone ukuthi uzwakala njani Matthew 5:48 futhi sibone nxa ufanelwe ukuba njengoNkulunkulu Yazi iBhayibheli lithi lingabo uNkulunkulu uJesu watsho njalo ngani wonke amandla zonke izinto ezikuNkulunkulu zikini Matthew 5:48 ngobani uJesu ekhuluma phakathi kwezibusiso ngakho lini banini ngaba PHELELEYO kuyini lokho pheleleyo njengoba lobaba wenu ezulwini ephelele usufike phezu lapha manje ungakacelwa ukwenza lokho zonke izinto lezi ufanele zengezwe uqala ngakho nxa uphakama phezu lapha yena usecelile manje ukuba uphelele ubuNkulunkulu amadodana lamadodakazi kaNkulunkulu lokho yikho zingaki izinto engingazijwa khona ngakumzila lo asivuleni kwaba seEfeso 4 ukuthi sithole ke lapha ukuthi ebhukwini laba seEfeso ikhuluma mayelana ngalinto futhi mayelana ngokuthi ufanele senze njani kwabase Efeso isahluko 4 futhi siqala ngendima 12 abase Efeso 4 futhi siqale ngendima 12 kulungile asiqaleni lapha kundima 11 futhi yena wasenika abanye abapostoli futhi abanye abaprofeti. Kumbulani ubusuku obedluleyo, ungazami ukuthatha isikhundla somunye umuntu. Bona. Futhi abanye abavangeli, futhi abanye abelusi, futhi abanye abafundisi, ukuphelelisa uNkulunkulu. Ibala kanjalo na ukupheleliswa kwani ngobani abangcwele. Bona abangcwelisiweyo. Amen. Laba bona abaqalela phansi lapho ukupheleliswa kwabangcwele ekusebenzeni kwenkonzo, inkonzo kaJesu Kristu ekwakhiweni komzimba kaKristu, ekwakhiweni ukulakha, ukulakha lizeli size sifinyelele sonke ebunyeni bokholo, futhi nolwazi lwendodana kaNkulunkulu, futhi lakuye umuntu opheleleyo nasekuqinisweni omina kuso isilinganiso sesimo sokugcwala kukaKristu. Ukuphelela uthatha ubuNkulunkulu, ufanele ungezelele ekholweni lakho ubuNkulunkulu. Bona uyaqala kusukela phansi lapho kanye lamandla, ubususiya elwazini, ubususiya ekuzithibeni, ubususiya ekubekezeleni, kathesi ususe uNkulunkulwini, ubuNkulunkulu. Oh mina, isikhathi sethu sesibaleka, ngasiboneni. Kodwa liyazi ukuba ubuNkulunkulu buthoni, like lihlabele lingoma ukuba njengoJesu, ukuba njengoJesu emhlabeni. Ngiyafisa ukuba njengaye kulonke uhambo lwempilo, kusukela emhlabeni kusiya enkazimulweni. Ngiyafisa ukuba njengaye. Lobo yibuNkulunkulu. Wathi yena echayo ngakwelinye icele lobuso bakhe, yena wajibilikisa elinye. Lapho yena ekhulunyelwa kubi, yena akazange waphendula, yena akazange abisele laye. Bona ubuNkulunkulu uhlala udinga into eyodwa kokuphela, uhlala ngisenza lokho okuthokozisa uBaba. Bona yebo mnumzane, izikhathi zonke lobo yibuNkulunkulu. Bona ngemva kokuba usuqedile kusukela lapho kusiya lapho, kusiya lapho, kusiya lapho, kusiya lapho, kusiya lapho, manje ususiza kusimo esiceleyo, manje esindodana kaNkulunkulu. Kodwa kufanele ube nalokho njalo lakonke lokho, futhi awungeke uqale uze uthole lokho. Manje khumbula, inyoni emnyama elensiba zephiko lingamkhohlwa. Bona ungazami ukwengeza uze uzalwe kakutsha, ngoba wena akuyi kusebenza, futhi awungeke ukwenze kusebenze. Kuza kuza kulokho kumbe lokho lapho kuza kudilika kwenye indawo. Kodwa nxa ukufika phansi lapho ijuba elizalwe kutsha uqobo, ngakho ke awengezi lutho, kuyengeza kuwe. Bona kubuye khona phezulu, kulungile, kusiza ekuphelelisweni manje, konke kulungile. Ngakho okwesithupha asengezeni, iBhayibheli lathi lapho ukwengeza umusa kubazalwane, umusa kubazalwane. Manje leyo ingenhle khona lapho esithupha sikhombisa. Kulungile ukwengeza umusa kubazalwane, kulungile. Nxa sifika kulokho umusa kubazalwane, beke wena endaweni yakhe ngasendabeni. Manje wena uthi umfo wethu ungonele, wathi uPetru ufanele ngimxolele, wase sithi kasikhombisa ngosuku, wathi oku ngamajumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa. Bona umusa kubazalwane, manje liya kubona. Nxa umzalwane esengaphandle kokuhleleka, ungabi ngonga bekezeliyo kanye laye. Bona hatshi, bona woba lo musa kuye, khamba kungenani. Omunye umuntu wathi kungasikude, wathi ungazikholwa kanjani izinto lezi ngendlela owenza ngayo, futhi uqhubeke usiya e-Assemblies of God, futhi le-oneness lakho konke okunye. Ngakho beka ke bona umusa kubazalwane. Bona, bona uthemba kolunye usuku, bona umbekezelela, bona ukuzithiba, ukuma kanye laye, ulwazi ukuzwisisa akukholwayo. Khumbula kusenhlizweni yakho, yikho lokho okuyikho. Amandla phakathi kwakho ukukuyeka kuphume ngomusa, ubumnene kuye. Siba lokukholwa ukuthi ngolunye usuku uNkulunkulu uza kumletha phakathi. Bona umusa kubazalwane into yesikhombisa, okokuqala, okwesibili, okwesithathu, okwesine, okwesihlanu, okwesithupha, okwesikhombisa. Bona into yesikhombisa. Ngakho manje usisiza into elandelayo. Ngakho yengezelela uthando, okuluthando lelo yilo ilitshe lesihloko olunye lwalezinsuku ebandleni manje ngiyacela ngakwaziwe ethepini futhi loba ngaphi njalo angifundisi lokhu njengemfundiso lokhu engiza kutsho ngekathesi kodwa nje ngifuna ukulitshengisa lokhu usizo lukankulunkulu ukuba khona kuyini sibili ukuthi ibhayibhili akuqala unkulunkulu alibhalayo izodiaki ezibhakabhakeni liqala ngentombi emsulwa ngicine ngoliyo isilwane futhi nxa ngingena kolwesithupha futhi nolwesikhombisa uphawu uzafumana lapho lolo olunye uphawu livulwa indawo yophawu lwezodiaki kwakuyimvukuzane inhlanzi enziwe isiphambano futhi yiso isikhathi semvukuzane esiphila kuso kathesi sambuliwe futhi into elandelayo uphawu luqaqa kwambulwa uliyo isilwane ukubuya kwesibili kukakristu yena wabuya okokuqala entombini emsulwa yena uyeza okulandelayo uliyo isilwane ngiza kuletha lokhu ku manje kangazi kumbe ngiza kuba lesikhathi ekuseni lokho ngiza kwenza ubungcono engibukwanisayo ukulitshengisa ukuthi izinyathelo lezi ziphakathi kwamapiramidi khona nje kanye ibhayibhili lesibili unkulunkulu alibhalayo u-Enoch wabhala wona futhi wawabeka phakathi kwepiramidi futhi elesithathu unkulunkulu uphelele izikhathi zonke ngokwesithathu ngakho yena wazenza ngokwakhe ilizwi lakhe lapha manje khumbula phakathi kwepiramidi ngiyacabanga iningi leni amasotsha lezinto lalisejipita ipiramidi kayila sihloko phezu kwayo kayikaze ilitshe lesikoni futhi lakho konke okunye ababelakho kodwa kunjalo nxa wena ule dola esikhwameni sakho ukhangele lelo dola futhi uzathola ukuthi phezu enhlangothini lwesandla sokudla kule ngqungqulu kanye neflegi yemelika futhi ithi uphawu lwe-United States ngakolunye uhlangothi ile piramidi kanye lelitshe elikhulu elesihloko futhi lelihlo lomuntu ithi ngakulolu hlangothi uphawu olukhulu awu nxa leli kulilizwe elikhulu kungani lolu phawu olukhulu lungazange lwaba luphawu lwalo lwesizwe unkulunkulu uyabenza bafakazi loba besiya ngaphi ngangikhuluma lo dokotela kwesinye isikhathi futhi yena wayengithwalise nzima mayelana ngokusilisa kukankulunkulu ngimi ezitaladeni wathi nu Branham wena uyabaphica abantu kuphela wathi akula siliso ngaphandle ngemithi kuphela kwenzakala ukuthi ngachibilika ngakhangela uphawu lwakhe emodeni yayilenyoka egodweni ngase ngisithi kungcono ukhuphe leso sibonakaliso emotweni yakho kathesi-ke woba isibonakaliso sakho sifakaza ukuthi unkulunkulu ungumsilisi udokotela uqobo uyakukholwa lokho yibo labo iziphamaso yebo numzana inyoka egodweni uMose waphakamisa inyoka egodweni yena wathi ngiyinkosi esilisa yonke imikhuhlane yenu futhi bakhangela kule nyoka okosiliso lukankulunkulu futhi lapho bafakaza bephambana lakho kodwa-ke isibonakaliso sabo sifakaza siphambana labo lapha isizwe sethu sikhuluma izinto abayizo futhi bese isa lezi izinto futhi le mali yabo imali yabo abayisebenzisayo ifakaza ukuthi uphawu lomhlaba wonke jikelele ngunkulunkulu bona lelo lihlo limile phezu lapho ngaphezu kwalokho kulelo dola yilo uphawu olukhulu ayizange yabekwa phezu kwepiramidi abazange bazwisise ukuthi ngani ilitshe lesihloko lalahlwa inhloko uKristu kodwa liza kuza ngolunye usuku manje ekwakhiweni amandla ukwakha lesikhumbulo ukwakha lesisimo boni qala ngelitshe lesisekelo ukholo amandla ulwazi ukusithipha ukubekezela ubuNkulunkulu nomusa kubazalwane manje kwenzani ngakho bamelele inhloko yelitshe eluthando ngoba uNkulunkulu uluthando futhi uyabusa futhi yena ungamandla ezinto zonke zalokhu kulungile yebo numzana khona phakathi lapho khona phakathi lapho yabo ngithole khona phakathi laphakathi yonke le imisebenzi phakathi lapho futhi lapho lawo amagagasi amancane ayabuya kuyini lokhu umoya ongcwele usehla phansi ngokristu bona umoya ongcwele umoya ongcwele ungaphezu kwakho konke lokhu enamathisela lokhu ndawonye usakha ini ibandla elipheleleyo ukuze ilitshe lenhloko limboze kuyini okwenziweyo njalo kubonakalisiwe ngasezikhathini zebandla eziyisikhombisa futhi nezithunywa zebandla eziyisikhombisa kwaqalela emuva lapho ibandla laqalelwa ngaphi laqalelwa ngaphi kuqala ibandla lePentecost uPaul ongcwele e-Efesu, inkanyezi yesikhathi sebandla le-Efesu, Efesu. Sikhathi sebandla lesibili, kwakuyiSemina, amandla, Arenias, indoda enkulu, eyabamba ivangeli likaPawulu. Sikhathi sebandla elilandelayo, kwakuyiPhegamosi, owayengumathini. Umathini wayeyindoda enkulu, eyahlalayo, Pawulu, Arenias, Mathini. Ngakho eTiyatayira, kweza uKolumba. Liyakhumbula, nanku lapho kudwetshiwe khona lapho Kolumba. Ngemva kukaKolumba, izikhathi zobunyama zangena phakathi khonapho. Ngakho kwasekusiza iSadisi, okutsho ukufa. Luther, haleluya, kuyini ke, kuyini okweza ngemva kweSadisi, Luther. Ngakho kwasekusiza iFiladelfia, ubuNkulunkulu, uWesley, ubungcwele, abalungileyo bazaphila ngokholo, watsho uLuther, ukungcweliswa ngoWesley. Ngakho kwasekusiza umusa kubazalwane ngeLaodikeya, futhi siyakholwa umbiko omkhulu wokubonakala kwesibili kukaElijah esukwini lokucina uza kuthanyela ilizwe. Nanko ke lapha izikhathi zebandla eziyisikhombisa, izinyathelo eziyisikhombisa. UNkulunkulu esakha ibandla lakhe kunjengomuntu oyedwa engena emuntwini munye, phakathi kwakhe inkazimulo, amandla kaNkulunkulu esiza phansi ngalokho ekubambanisa khona ndawonye. Ngakho ke abantu bePentecost abayeka amaLutheran, bayeka uWesley, kuthi le zinto abakwazi lokho futhi abakhuluma ngakho, uyabo, baphila kungxenye le yethempeli. Yiyo indlela abanye abantu abangabuya phezulu kangaka futhi bawe, kodwa ikhona ingxenye eqotho yalokho equbeka isenza leso sakhiwo siye phezulu. Ngiza buyisela itsho iNkosi. Liyakhumbula isihlahla somlobokazi, liyakhumbula intshumayelo yesihlahla somlobokazi. Basidla sona, basiqeda, kodwa yena wasithena. Baba lezingatsha zenhlanganiso yenkulu, yena wasithena, wasikhupha. Baphakamisa elinye ibandla, izingatsha zenhlanganiso yenkulu, yena wazithena, wazikhupha. Kodwa inhliziyo yaleso sihlahla yaqhubeka ikhula, futhi ngesikhathi santambama kuza kuba lokukhanya. Bona, yikho lapho abuya khona uKristu, umoya ongcwele. UJesu uyabuya phansi futhi azibeke yena ngokwakhe enhlokweni yebandla, futhi yena uzavusa ibandla leli lingumzimba wakhe, yena phakathi lapho kungumzimba. Futhi indlela uNkulunkulu asikhangelela ngayo umuntu ngamunye ukuthi sikhule, indlela yena alethe ngayo ibandla lakhe ekuthi likhule, sonke isikhathi sebandla kuba libandla linye elikhulu. Bona, laba umfo babe ngakhangelelwa ukuba yilokho, laba umfo ababe yikho lokho kwakungadingakali kulokho ukuba yilokho. Bona, kodwa yena walileta ibandla lakhe ngendlela efanayo, yena waleta elakhe, elakhe ibandla ngendlela yinye yena aletha ngayo abantu bakhe. Ngakho uPetro uthi lapho okokuqala, izinto ezisikhombisa ukhulu, amandla. Bona, sisiza phezulu ulwazi, ukuzithiba, ukubekezela, ubuNkulunkulu, uthando kubazalwane, yengeza umusa kubazalwane, futhi ke uthando lukaNkulunkulu. Umoya ongcwele, uKristu esemuntwini, umoya ongcwele uza phezu kwakho ekubhabhathizweni kweqiniso kukamoya ongcwele, futhi usulawo wonke amandla lawa ePawulwe kuwe. Ngakho uNkulunkulu uphila ephakathi kwethebhanekeli elibizwa kuthiwa yisakhiwo, ithabhanekeli eliphilayo lendawo yokuhlala kaNkulunkulu ophilayo. Nxa umuntu esiba lezinto zezinto lezi, ngakho ke umoya oyingcwele uyehlela phezu kwakhe. Kungelandaba ungakhuluma ngendimi, ungalingisela loba yisiphi isipho uNkulunkulu alaso, ungakwenza lokho, kodwa kuze kuthi lawa mandla la angene phakathi kwakho, lokhe isengaphandle kwesiqotho isisekelo seqiniso sokholo. Kodwa nxa lawa mandla ekhula phakathi futhi wengeza lokho kulokho, ngakho uyisithombe esiphilayo, ungesiphilayo isithombe esihambayo. Kodwa uyazi amahedeni bayazicambalalisa phambi kwesithombe isithixo sokucabangela, futhi ngendlela yokucabangela bayakholwa ukuthi isithixo siyakhuluma njalo kubo. Leso yisihedeni, leso yisiRoma. Bayakhothamela yonke inhlobo yabangcwele, futhi layo yonke enye into, futhi balo sisidiya ngcwele uNkulunkulu wendlu, futhi lezinye izinto ezinenye ezichiyeneyo ezinjalo. Bayakhothama kulokho, futhi bayakukholwa lokho ngendlela yokukhumbulela kulu hlobo bani lukaNkulunkulu ophilayo. Kodwa lapho thina hathi ngendlela yokukhumbulela. Kodwa siyazi uyisela phansi phambi kukaNkulunkulu ophilayo, amandla aphilayo, ulwazi oluphilayo, ukubekezela okuphilayo, ubuNkulunkulu obuphilayo, amandla aphilayo avela kuNkulunkulu ophilayo, kwenza umuntu ophilayo isifanekiso esiphilayo esimeni sikaNkulunkulu. Kuyini akwenza izinto ezifanayo lezo uJesu azenzayo? Ehamba ngendlela efanayo yena ahamba ngayo, esenza into ezifanayo yena azenzayo. Ngoba akusiyonto yokukhumbulela, kukhona ukuqiniseka okutshengiselayo. Bona engutshoyo, bona ukuba amandla lawo, lezi zinto zokwakhisa kuhambelani kanye lezithunywa zebandla kanye lezikhathi zebandla. Manje ezinye zalezi nsuku siza kuthatha kunye ngakunye kwamabala lawo, futhi siwafunde, futhi sitshengise ukuthi kuya kufakazela. Kuhamba konke ndawonye sibili. Bona mina kumangalisa kanjani lokhu, bona ukubona ukuthi kuyenza. Manje leyo yiyo indlu uNkulunkulu ahlala kiyo, hathi isakhiwo esilebhera enkulu phezu kwaso, futhi lo mpotshongo omude. Bona kodwa umzimba ungilungisele mina, umzimba uNkulunkulu angahlala kiwo, uNkulunkulu angahamba kiwo, uNkulunkulu angabona kiwo, uNkulunkulu angakhuluma kiwo, uNkulunkulu angasebenza kiwo. Amen. Ithuluzi ephilayo kaNkulunkulu, uNkulunkulu ehamba ngenyawo ezimbili ephakathi kwakho udumo. Izinyathelo zabalungileyo zihlelwa nguNkulunkulu, uNkulunkulu ehamba ekuwe, ngoba lizincwadi ezilotshiweyo ezibalwa ngumuntu wonke. Futhi nxa impilo ekuKristu ikuwe, izaveza impilo kaKristu leyo ayivezayo. Njengoba ngihlala ngisitsho, susa umhluzi esihlahleni sempintshisi, futhi nxa ungawudulisa khona ngokujovela esihlahleni somaphula, isihlahla somaphula siza kuthela amapintshisi. Sibili, ngeqiniso kuza kwenza, kungelani lokuthi iy'nkatsha zikhangele kanjani. Silo mhluzi wesihlahla sama-aphula phakathi kwaso, bona kumbe loba isihlahla bani esingaba yiso. Bona susa impilo yaso esihlahleni somaphula, susa yonke, futhi uyinikeze ukujovela komhluzi, futhi ukhoce kusuka esihlahleni sempintshisi kusiya esihlahleni somaphula. Kuyini okwenzakalayo? Asisayi kuthela amapintshisi futhi. Bona hathi mnumzana, asingeke. Nxa impilo yesihlahla sempintshisi ingena esihlahleni somaphula, manje angeke sithele ama-aphula, sizathela amapintshisi. Bona ngoba silempilo phakathi kwaso. Awu, thatha thina esingalutho kodwa ijodo leganga, amafindo-findo. Bona futhi akula lutho ngathi, ngoba sonke sifile esonweni futhi lezi phambekweni, sonke sikulezi inhlobo zomumo. Futhi ke thina ngokwethu singaziphosa phansi ngokwethu sizinikele uNkulunkulu aze athathe ithubu yakhe yokujovela ibizo likaJesu Kristu, ngoba akula elinye ibizo ngaphansi kwezulu lapho umuntu engasindiswa. Futhi udlulisele impilo kaKristu phakathi kwethu, ngakho sesilohlobo lolu lokhulu, ukholo lolu uKristu ayelalo. Futhi ukholo lukaKristu lwalungasekelwanga kulawo maFarisi kumbe maSadusi kumbe ezimbizeni zabo, amagedlela futhi lamapani futhi lasekuwatsheni kwabo. Lwalumiswe elizwini likaNkulunkulu. Amen. Kakhulukazi uKristu waze waba lilizwi, ilizwi lenzwa laba yinyama. Futhi ke lapho sijovwa ngamandla akhe ukuthi siyafa ekucabangeni kwethu, futhi ukholo lwethu lube lukholo oluqobo. Haleluya. Ngakho ke impilo kaKristu iyajovelwa phakathi kwethu, siba yizidalwa eziphilayo zikaNkulunkulu, indawo yokuhlala lapho umoya ongcwele angathumela izibusiso zakhe ezitshokayo phansi lapho, futhi sisesimeni sikaKristu. UJesu wathi, akulotshwanga lokhu na lina lingicalile mina lisithi ngiyindodana kaNkulunkulu? Akulotshwanga yini ukuthi lingabo uNkulunkulu? Kawutsho njalo umthetho wenu, njengoMose, njengo-Elija, njengalabo abaprofeti baphila duze kaNkulunkulu. Lo uNkulunkulu, uNkulunkulu wazidlulisa ngokwakhe khona kanye kibo, futhi bakhuluma hathi ngokwabo kodwa uNkulunkulu. Ungacabangi oza kukhuluma, ngoba kayisuwe okhulumayo, kungubaba ohlala phakathi kwenu, uye okhulumayo. Amazwi akhe kayisiwo awakhe, ngoba impilo yakhe ufile. Nxa ungafa, uyathatha igazi ulikhuphe emuntwini umuwomise ngemithi. Uhlupho lwakho yikuthi abaningi babo abazange bonyiswe ungathatha igazi ulikhuphe emuntwini akasekho. Ngakho ke into kuphela wena ongayenza ukufaka elinye igazi kuye, kuza kuphila njalo ukhuphe igazi lakhe. Futhi kathesi fake igazi lika Jesu Kristu phakathi. Bona futhi lokho kuletha ukholo luka Jesu Kristu, amandla ka Jesu Kristu, ulwazi luka Jesu Kristu, ukuzithiba kuka Jesu Kristu, ukubekezela kuka Jesu Kristu, ubuNkulunkulu buka Jesu Kristu, umusa kubazalwane ka Jesu Kristu, futhi lothando luka uNkulunkulu olungu Jesu Kristu. Yena uyinhloko futhi uyakubusa wena, futhi inyawo zakho ziyisisekelo ukholo. Amen. Babuswa inhloko. Thatha nanko ke nangu umuntu opheleleyo kaNkulunkulu lapho yena esiba lamandla lawo. Ngakho uNkulunkulu emela ibandla lakhe njengomlobokazi owesifazane. UNkulunkulu umela ibandla lakhe njengomlobokazi, futhi indlela yena aletha ngayo umuntu ngamunye ekubeni indodana yakhe ukungena kulowo mlobokazi, yena ulethe lowo mlobokazi ngakulezi zikhathi aze alethe leli bandla eligcweleyo phakathi kulokho. Inyawo zami ziyahamba ngani? Ngoba ikhanda lami litsho njalo. Manje azingeke zahamba njengesandla sami ngoba zinyawo zami. Uluther angeke enze izinto esazenzayo, ngoba ama-Methodist angeke ngoba babengeyinye into bona. Inyawo ziyahamba ngoba ikhanda litsho njalo, futhi ikhanda alingeke lathi. Manje nyawo, wena woba yisandla, ndlebe wena woba ngamehlo bona. Kodwa isikhathi sinye uNkulunkulu uzibekile izinto lezi ebandleni lakhe, futhi walifananisa ngokutshengisa ukuthi umuntu ngamunye ulalokhu uba lezimo lezi. Futhi lowo muntu nxa esephelelisiwe kulibandla likaNkulunkulu lisiya ekuhluthweni, futhi umuntu lowo njalo esephelelisiwe uyinceku kaNkulunkulu ebandleni likaNkulunkulu oya ekuhluthweni uduma. Bona lokhu engikutshoyo, nanko-ke nanso into egcweleyo. Nanko kusiza indoda uPaul ebeka isisekelo. U-Irenaeus waqala ukuthela lokhu kukho, olandelayo wathela lokhu, olandelayo wathela lokhu, olandelayo lokhu lalokhu lalokhu, futhi kusiya kuze kufike esikhathini sokucina. Kodwa yikuyini? Kungumoya ofanayo. Umoya ofanayo ohlala kimi uthi zandla finyelela ibhokisi leli. Umoya ofanayo uthi nyawo thatha inyathelo. Bona engikutshoyo. Ngakho isimo sonke sobuntu bakho sikhokhelwa njalo sibuswa izinto lezi, kodwa angeke sibuswe ngokugcweleyo size sithole ngokugcweleyo lezo zimo. Lake lezo lokho, manje mangilitshele lokho futhi ngeqiniso yibani, faka lokho endlebeni yakho elalela. Bona iketani iqine kakhulu kuphela lapho ebuthakathaka khona, lokhu yikho ayiqinanga ukwedlula lapho ebuthakathaka khona. Kungela ukuthi lokho kwakhiwe kwaqina kanganani, lokho kwakhiwe kanganani, uba kulesi cumo esibuthakathaka yikho lapho eqamuka khona, njalo ayiqinanga ukudlula leso isiqumaniso esibuthakathaka. Manje nxa ulalokho uthi ulalokho lokho lokho awulalokho, yikho lapho oqamuka khona. Nxa ulalokho njalo ungelalokho, lokho kuyaqamuka khonapho. Ulalokho njalo awulalokho kuyaqamuka. Lokho njalo ungelalokho kuyaqamuka. Lokho ungelalokho kuyaqamuka. Bona njalo uma ungela ngeke ube lalokho, ungazange ube lalokho. Ngakho nxa unikela ukuphelela kobuntu bakho, ngakho umoya ongcwele uyathululeka nje kuwe ngamandla lawo, ngakho usulithebhanekeli eliphilayo. Ngakho-ke abantu bayakukhangela futhi bathi leyo yindoda egcwele amandla, ulwazi, iyalikholwa ilizwi, ukuzithiba, ukubekezela, ubuNkulunkulu, umusa kubazalwane, igcwele uthando lukamoya ongcwele. Bona nango-ke lapho ihambahamba. Yikuyini isimo leso abangakholwayo bangasikhangela futhi bathi nangu umKristu, nanso indoda kumbe owesifazane abakwaziyo lokhu abakhuluma ngakho, awukaze ubone olomusa ohlabusayo umuntu olobuNkulunkulu. Uphawuliwe, uPawulu uyatshengisa hlangothi zonke, loba uyahamba kumbe uyabuya, uyalubona uPawu ngokufanayo. Nanko-ke bona nxa indoda kumbe owesifazane isiba lalokho, ngakho-ke ilitshe lenhloko liyehlela phansi futhi libaphawule embusweni kaNkulunkulu okungumoya ongcwele. Ngakho ilizwi libuya livela lapho liyazibonakalisa ngokwalo kamunye walaba abantu. Bona futhi lenzela umuntu opheleleyo ithebhanekeli kaNkulunkulu ophilayo, umfanekiso ohambayo ophilayo womKristu, lokho uKristu ayikho Lab abantu bayikho ngoba impilo yakhe iphakathi lapha baku Christ ukuthi impilo zabo zifile futhi zifihlwe ku Christ ngoNkulunkulu futhi ziphawuliwe phakathi lapha ngomoya ongcwele abase Korinto bokuqala 12 lokho yikho bona
zibala ngokwakho njengofileyo ngakho ubusuzalwa ngokholo ngakho amandla futhi lezinye zonke lezi izinto ziyengezwa kuwe uze ube ngopheleleyo isithombe esiphilayo sikaNkulunkulu lokho kuyamangalisa futhi ke uNkulunkulu ngalokho ulethe njalo izikhathi zebandla ezisikhombisa ukutshengisa izinyathelo ezisikhombisa lezo yena azilethayo esakha omunye ngamunye wakhe emfanekisweni wakhe yena wakhe ibandla elipheleleyo ngomfanekiso wakhe futhi ekuvukeni lumzimba opheleleyo uzavuswa ukuyaphila kanye laye nini nini ngoba ungumlobokazi boni ngakho lokho kuyaquma kuso sonke isikhathi esibuyayo futhi kulokunenge okufunakalayo khumbula khumbula lokho uPaulu akuchoyela lapho kuma Hebrew 11 yakani nje ngilibalele enye into singakavali lapho okomzuzu nje futhi ke wena ukwenza uzwe njengokuthi uyamangala lapho ngi izikhathi zonke nqa ngibala lokho ngiza kuthatha ama Hebrew 11 futhi ngiza kuqala ngendima 32 kwini okunye engingakutsho ngoba isikhathi singangiphelele ukulitshela nguGideon goBarak futhi uSamson futhi uJeftha uDavida loSamuel labaprofeti abathi ngokholo banqoba imibuso benza ukulunga bazuza izithembiso bamisa imilomo yezilwane bacitsha amandla omlilo baphepha ubukhali bentemba futhi ebuthakathakeni bazuza amandla baba lamandla empini baxotsha amabutho abezizweni abezifazana bemkeliswa abafileyo babo bevuselwe ekuphileni njalo abanye badlula ekuhlukuluzweni bahlukuluzwa bengemkeli ukukhululwa ukuze bazuze ukuvuka okungcono phansi lapho boni ulungile futhi abanye baba lokuvivinywa ngokwenziwa inhlekisa kakubi bachaywa yebo phezu kwakho langezibopho bafakwa entolongweni bakhandwa ngamatshe baqunywa phakathi ngesaha balingwa babulawa ngenkemba bazulazula bembethe izigogo zezimvu lezigogo zembuzi beswela futhi bephathwa kubi njalo behlukuluzwa bona umhlaba wawungabafanelanga bona ngezibaya ezimileyo khonapho ulinanzelele iBhayibheli lakho bazula enhlane lasezintabeni lasezibhalwini nasemihomeni yomhlaba bonke lapho bethole umbiko omuhle ngokukhula lapho umbiko omuhle ngokukhulu kabamkelanga isithembiso bona uNkulunkulu wayesibekele izinto ezingcono ukuze kuthi bona ngaphandle kwethu bangapheleliswa yakubamba laba bantu abafayo phakathi lapho bathembe futhi balindele thina ngakho leli ibandla kufanele libuye ekupheleliswa ukuze kulethwe ukuvuswa futhi bona bangaphansi imphefumulo engaphansi kwelathi belindele ibandla leli ukuthi lifike ekupheleleni kwalo ukuthi lapho uChrist khona ebuye futhi leli ibandla uyabona liba lincane abayincusana khona konke kucije kakhulu kulalokho kodwa ngithanda ukubhala nje isiphambano lapho bona sokubuye kwaba ngumcijo wenalithi kuze kuthi ibandla khona ebulutshwane kufanele lingene endaweni kuze kube ihlobo lwenkonzo efanayo eyachiwa yilokho ngoba lapho leyi yinhloko yelithi iphenduka kulento encane efana nesikhwama lapho lapho okuzahlala khona phakathi lapho phezu kwepiramidi yansuku zonke akusiso isivalo esihlala phezu kwesiqongo kodwa kungokubambanisayo okuncane futhi kufanele kuhlale phezu lapho ngoba kuyacitha amanzi futhi lapho kusiza leli bandla kufanele libe lilolongekile konke lokhu lalisa amatshe kupiramidi ahlale ngokuphelele uze ungadlulisi le reza phakathi kwawo eweya amathani emilapho bawubeka njani phezulu abakwazi kodwa akhiwa futhi phezula lapho isihloko sepiramidi sisiza ipiramidi ngokwayo umzimba kaKristu ufanele ulolongeke hathi nje kuphela isivumo kholo kumbe imfundiso kumbe enye into esidlula kiyo kuzafanele kube kuphelele njengoKristu kuze kuthi lapho yena esebuya yena laleyo nkonzo kuza kuthi khoqo bona ngakho ke kube sokubuya ukuhlithwa ukuya ekhaya khangela lapho esiphila khona kathesi elawudekhe
lapho ibandla lalingelibi okwedlulisileyo isikhathi sebandla abake babalazo. EBhayibhelini siyathola ukuthi kwakuyiso kuphela isikhathi sebandla lapho uNkulunkulu wayephandle kwebandla eqoqoda ezama ukubuyela esakhiweni sakhe. Isivumo kholo futhi lenhlanganiso zamasonto zazimkhuphele yena phandle kwebandla lakhe. Khangela, ngimile ngisemnyango futhi ngiqoqoda. Nxa kukhona umuntu owomileyo futhi avule umnyango, ngiza kungena phakathi ngidle kanye laye. Bona, nanku lapho kulesi isikhathi sebandla. Bona, kancane kancane bamphosela phandle kwaze kwathi lapho bamkhuphela phandle ngokuceleyo. Abasafuni lutho lokwenza kanye lakho. Manje uyabona, lamuhla lapho esiyakhona, loba lapho ukugcina kwesikhathi sebandla leLaodikeya sokube luvivi kwaze kwathi khona futhi leKatolika okwayephulayo khona lapha ibuya ndawonye futhi ibambane njengebandla linye elikhulu kanye lomanyano wamabandla kuyafanana lesiKatolika.
Kulo mahluko omunye kuphela nxa nje bengakwehlula lokho. Lokhu yikuthatha isidlo, iyo into kuphela kudiocese emisa iKatolika leProtestant ekubambaneni uhlelo lwesidlo. Ibandla leKatolika lithi kungumzimba, futhi ibandla lamaProtestant lithi kumela umzimba. IKatolika iyenza imasi, imasi yikuba ikuthi bathatha isidlo bethemba bathethelelwe. AmaProtestant bakuthatha ngokholo bebonga uNkulunkulu esidlweni ukuthi bona bathethelelwe. AmaProtestant bathi sithethelelwe, amaKatolika athi sithemba sithethelelwe imasi lesidlo. Bakubiza ngokuthi imasi, ikubiza ngokuthi isidlo. Imasi ikuthemba ukuba kunjalo, isidlo ikwazi ukuba kunjalo futhi lokumbonga yena ngakho. Bona, futhi nanso into kuphela abangeke bavumelane ngayo baza kwenza. Oh, khangeleka kukuhle kakhulu, kuza kubambanisa ukuletha, kuza letha yonke. Awu, iBhayibhelathi futhi izilo lezi zanikeza amandla azo kuso isifele. Bona, bazibambanisa ndawonye. Bona, khona nje sibili lokhu iBhayibheli elathi baza kwenza sebekwenza khona kathesi, kuyenzakala khona manje kuyonale iviki.
Hatshi sengathi ngilolutho engimelana lalo ngabantu beKatolika njengoba ngingela la kubantu bamaProtestant. Lina maMethodist lamaBaptist lan inengleni maPentecost lapho amabandla enu esengenile khona kulumanyano wamabandla lapho sebethole indlu enkulu yezidumbu yakhiwe lapho eNew York kumanyano wamabandla. Kuyakufanana le-United Nations lezinto bazama ukubambanisa sonke isiProtestanti ndawonye. Manje amaKatolika ahlakaniphile kulokho futhi bazaletha luPapa John owesimajumi mabili lantathu kumbe owesimajumi mabili lambili loba kuyini, uyazama ngendlela ephansi ethobileyo ukuletha lonke ukholo lwamaProtestanti lokholo lwamaKatolika ekubeni lukholo lunye. Konoko sibili iBhayibheli elathi baza kwenza. Nanko ke futhi la maProtestant baya kuwela ihuka intambo futhi lesindendiso. Ngani? Ngani? Ngoba gabalazo lezi izinto ulwazi ilizwi liqondile ukubekezela labo abamelela ngasenkosini bona lokho engikutshoyo. Njengalowo mbishopu we-Methodist wathi ngolunye usuku lapho bedlulisa lokho futhi loba ngubani uyakwazi lokho kanjani okwafunzelelisa lokho ukuzama ukuthi umkhuleko othile uthiwo ebandleni kumbe esikolweni futhi efuna ukucabanga kwakulibhuku lomthandazo we-Presbyterian kumbe okunye. Futhi abazali bamangalela isikolo ngoba babengavumi ukwamukela umthandazo lowo ukubana uthiwo esikolo. Futhi lowo mbishopu we-Methodist wayeyindoda endala ehlakaniphileyo, wasukuma wama futhi wathi lokho kubi, wathi akukho emthethweni wesisekelo selizwe. Yena wabamba umoya wakho, yena wathi njengebandleni lethu le-Methodist, yena wathi ebandleni lethu le-Methodist wathi abaningi babantu bethu bakhuluma ngehlazo le-Hollywood futhi i-percent engamajumi ayisificamunwemunye lanhlanu babo bayahamba beyokubona loba kunjalo. Luyini uhlupho? Bachiya khona lokho, yikho kanye sibili bachiya khona lokho. Nangikhuluma khona lapho kulendlu ngolunye usuku kwesinye isiphathamandla selinye lamabandla amakhulu e-Methodist lapho e-Fall City, elinye lamabandla kamoya e-Methodist ase-Fall City. Tshengisa isikhathi se-Methodist esibuya silandela isikhathi sethu lapho i-Pentecost. Futhi wathi e-St. Louis, Missouri benza isibalo phose izinyanga ezimbili kumbe ezintathu ezedluleyo futhi bafumanise lo ndoda angabe ehlezi lapha kulokhu kusa. Awu, ungukontilaha owakha lokhu esilungisela isakhiwo Main Street Methodist lapho angena khona, lapho umfowethu uLumo futhi labo abanye waye engumelusi. Ngakho siyafumana ukuthi khona kulokhu lokhu ngiyakholwa kuyi percent emajumi ayisikhombisa nokunye abantu bama-Methodist leso sibalo ukuthi ukuhlolwa kwe-St. Louis kwatshengisa ukuthi i-percent lamajumi ayisikhombisa nokunye lama-Methodist babe bhema ne-percent elamajumi ayisithupha lesificaminwembili babo babe nathi ukunatha okudakayo umMethodist. Futhi into eyayimangalisa kwakuyikuthi lapho kuyisibalo esaphiwayo kumbe isicabangelo phakathi kwamadoda labesifazana, abesifazana kwakumajumi ayisikhombisa, i-percent emajumi ayisikhombisa lokunye kusiyaphose ama-percent angamajumi amahlanu awamadoda. Abesifazana abaningi bayabhema futhi benatha ukwedlula amadoda, i-percent emajumi ayisikhombisa, i-percent emajumi ayisikhombisa lokunye kwaye kula besifazana abaningi kulalokhu okwakukhona kumadoda. Manje pho-ke nxa singangena emfundisweni yeBhayibheli yokugqoka okabhudula, ukugela inwele futhi lezi zinto ezinjalo, bona ngaphi ngobuNkulunkulu abesifazana besitsho okobuNkulunkulu lobungcwele, imidlalo yamakhasi futhi lakho konke okunye abanye yayo abawumanayo bengelakho ukwenelisa ukubamba ulimi lwabo, ulimi lwabo bekhuluma benyeya futhi behamba-hamba. Pho-ke mayelana ngamadoda, imidlalo yamakhasi, imidlalo yegolufu, phandle le begqoke okungenelanga, begqoke impahla ezincane ezikhangeleka kubi, bekanye lalabo bafazi phandle le akumangalisi. Bona lelo cebo elingcolileyo eletheswa kulowo mthumayeli, umthumayeli wentolongweni lokhu kusa, yebo mnumzana, angikholwa ukubana lundoda ulecala lalokho. Kwenzani? Lo ngumfo wethu, angisacabangi ngelakhe i yebo uDan Gilbert, umthumayeli wasentolongweni. Lapho lindoda ingena futhi ibulala uDan lapha inyanga ezilutshwane ezedluleyo, futhi ke kathesi umfazi wakhe useza kuba lo mntwana. Yebo ke uDan usefile, angeke bajovele igazi emntwaneni kathesi. Uthi uDan wambamba inkunzi futhi lokhu kungokwakhe, lo ngumta kaDan. Into angikukholwa lokho, njengoba ngangikholwa ukuthi ikwabaye lilensiba zenkwilimba. Hatshi numzane, ngiyakholwa kungamanga, ngiyakholwa uDan Gilbert wayengumuntu kaNkulunkulu, futhi ngiyakholwa lokuthi kuliqinga likadevili. Njengaleyo nto ababezama ukuyiletha mayelana lemikhuleko, lowo mbishopu omdala we-Methodist wayehlakaniphe okweneleyo ukubamba lokhu. Nxa wayengaba, nxa lokhu kwakungabe kudlulile, lokhu kuphela kwakufunzelelwe ngenye into, lokhu kulungile khona njenga lolu hlupho lobandlululo phansi eningizimu, into efanayo. Ngiyakholwa abantu kufanele bakhululeke, ngiyakholwa leli lizwe limela inkululeko. Angimsoli uMnu Kennedy ngokuthumela amabutho lanxa ngingayisuyena umthutshisi omutsha, futhi angisuye umdemokrati, kangisuye umriphabhulikeni, ngingumkristu. Ngakho kodwa angikholwa kulokho, angikholwa ukuthi abantu abansundu bafanele ukuthengisa ubuzibulo babo ezintweni ezinjalo. Loba njalo kwakuyinhlangano yeriphabhulikeni, igazi lika-Abraham Lincoln labakhulula labo bantu ngoba wayengumuntu olobu uNkulunkulu. Ngicabanga bafanele ukuhlala kuqembu labo nxa kuyikuthi bazavota. Kodwa ngiyakutshela into eyodwa, lo mfana wayengekho nje phansi lapho ngoba nje izikolo zabo. Lo mfana uyisizalwane, ungumelika, le yinkululeko yabo bonke. Ubala lomuntu akufanelanga lutshintshe ukwahluka kwakhe. Sonke si uNkulunkulu wathi ngomuntu munye wenza lonke igazi zonke izizwe, sonke simunye. Kodwa umfana lo wayelisothi uliqawe, walwela okulungileyo, wayelelungelo lokuya esikolo, lokho kuqondile, kodwa wayele zikolo eziningi ayengaya kuzo. Yilokho into eyikho nxa uhlola ngemva kwakho, kuyile into yamasonto yanamuhla elapho efunzelelisa lokhu. Ngani? Bathatha amavoti abansundu kuRepublican bewasa kuDemokrati, futhi bathengisa ubuzibulo babo ngakho. Kanye sibili iqiniso, umoya ongcwele awukho lapho, lo olokuhlakanipha, lo ololwazi. Yikho njengebandla leli lesikhathi samanje lizithengisa ngokwalo, ngaliboni na okuza kwenzakala. angina ndaba nga loku kutepo. Na anko kusiza. Aha, yebo.
Lui nusupo. Umama wa mumtala wae tuele ugut. Niga uteveli imfanelo zake.
Kule ndota eyoto. Enza into kupela ele ngundo. Loku wakungu Castro pansili. Yebo numzano. Wakamba pansili. Futi ama kapitalisti. Babele nzimbe yonke. Futi lako gonke. Loku. Kuse slinga niswe nsekolite. Jenge United States.
Wenzano. Watenga wonke lao ama bondi. Watola imali. Nanga hii pindlele ene lisa ngaye. Kuhina wenzaye. Ena wenza imali mbumbulu. Futi. Waikincha. Waibuisela emuva. Hiyo kupela into lelilizwe elinga wenza. La hizwa na i-lifeline ngogunye ugusa. Ngani, yazi, kunje ngoguti, kutengise ama pondi ekoliteni. Ama pondi esetetwe kutala. Futi lo ukulumende okona manji. Usebenzisela imali ini, imali yomtelo, abazabe beitata iminyaga enga machumi amani kusugela gatesi. Agaseko, leyo i-lifeline epuma kuna e-Washington DC. Ilizwe lonke. Imithelo abayisebenzisayo futhi bezama ukuthenga ezizweni awu baphongu inikeza nje noba ngayiphi indlela alikuboni na yiko kanye abaya yiko abaya kukwenza bona ikuyini manje nga isizwe lesijomba into kuphela esingayenza ikujomba into kuphela leyo engayenza ikuchona into kuphela elengqondo eyokwenza tintsha imali kodwa abasozi bakwenze ngaphansi kwabaphathi abakhulu ibandla le-Roman Katolika lingumnini wegolide lonke lomhlaba futhi abaza kwenza ikuthengisa lawo amadoda anothileyo futhi lokunjalo komhlaba njengoba ibhayibheli lakho kuyini abaza kwenza ngabaphambi kokulahlekelwa inkampani ye-Brown ne-Williamson Tobacco ibukhulu bayo yikatolika loba kunjalo futhi lazo zonke ezinye lezi izinto baza kwenzani baza kwamukela lokhu futhi baza kuthatha imali ivela eRoma futhi usuthengise ubuzibulo bakhe iRoma iyamsekela yebo numzana iza kusekela futhi sebethola umgomo oweneleyo manje bathola okubeneleyo khona ngakubo engenisa ikabhinethi yakhe khangela lokhu umnu Kennedy akucelayo
futhi lapho libona lokhu olunye usuku akusadingeki ukuvota futhi kuncedana ukuvota lapho bekufaka ephepheni futhi bakutshengisa phambi kukazulu wonke futhi bala ukwenza ulutho mayelana ngakho lapho bakufakaza ukuthi leyo michini ilizwe lonke yayihleliwe ukuthi bona bakhetha umnu uKennedy ngevote yokudlelezela kalitho yini iBhayibheli ukuthi uza ngena ngenkohliso sibili ukukhohlisa manje angimelani lenhlangano ye-Democrat ngitsho khona lenhlangano yama-Republican kodwa nje ngikhuluma amaqiniso nje avela eBhayibhelini kuncedana ukuvota bayakwazi ukuthi ngubani ongenayo lapho bangeke abeni abakhumbula umabonakude lapho okwaku labesifazana ababili bemile futhi omunye wathi ngizavotela umnu kumbe owesifazana umprotestanti wathi ngizavotela umnu Kennedy bona bathi ngani wathi ngoba ngicabanga ukuthi uyindoda ehlakaniphileyo kulo mnu uNixon yena uza kuba ngumongameli ongcono ngakho yena wathi lo ngowesifazana weKatolika wena uzavotela bani na wase sithi ngingumKatolika umRoman Katolika umKatolika othembekileyo wathi futhi ngiza kuvotela umnu Nixon ngani wathi ngoba ngicabanga umnu Nixon engenza umongameli ongcono ngoba yena ujwayele kakhulu izinto yena ujwayelane kakhulu lesikhomanisi owesifazana lo wakhuluma manga ngile lokhu abakubiza amaqiniso okukhulu lwethu ibhuku eliphezulu leKatolika elingathengwa futhi lithi phakathi lapho nxa kukhona umKatolika etikitini okhankasa emelana lo mprotestanti nxa umKatolika evotela umprotestanti uyaxotshwa ebudlelwaneni bebandla leKatolika kunjalo futhi nxa kulamaKatolika amabili akhankasela isikhundla sinye bakhetha lo umKatolika othembeke kakhulu kumama bandla futhi bamvotele bona ukuthi kanjani lokhu kukhohlisa lokhu abazama ukukwenza bayanikeza nje imali ukuthenga ngani bazama ukukwephula futhi bayakwenza khona futhi usejombile futhi kuyini kusesilinganisweni segolide futhi ibandla leKatolika ubuphathi bamandla banga banini begolide lomhlaba amabhiliyoni alikhulu lamathumi ayisithupha lesificamunembili amadola nanko ke buyambuyisela khona esilinganisweni segolide futhi lina bantu ligcine amakhaya enu futhi lezinto kodwa lingabe bandla leKatolika ilizwe lingele bandla leKatolika. Into yonke ibanjiwe nje kanjalo nje khona ngemali yabo. Kalikhulumi ngalokhu na iBhayibheli. Yiwo umfanekiso iBhayibheli elisi dwebela wona. Lokho engizama ukukutsho mfowethu lamuhla. Baza kuthi lokhu kuza kwenza kube libandla elihle. Kuza kubambanisa amaProtestanti. Kukhangeleka kukuhle emehlweni enyama. Kodwa ulwazi lwalumhlaba ibula kuNkulunkulu. Futhi bamthokozisa uNkulunkulu ngobula bokuthumayela ukusindisa labo abalahlekileyo ngesikhundla sobuNkulunkulu leso asigcobayo ebandleni lakhe ukwakha ibandla phezu kwalezi izimo zikamoya futhi hathi kwenye into ehambelana lomhlaba. UPetro wathi futhi ngoba seliphephile ukubola komhlaba ngenxa yenkanuko yemali futhi lenkanuko yesikhathi esikhulu lenjabulo nokudla nokunatha lenkanuko esilayo likuphephile lokho futhi selakhelwe kukho okusiphilisayo. Ngikhuluma lokho kulo ibandla. Yena watsho nanko ke ukubalile na ngikutholile na ngikuzwile na lapho sikubala emuva lapha kuPetro kwesibili. Lalelani nje lokhu akuthoyo lapha uhle kanjani okulotshwe phakathi lapha ukuba yena ukukhuluma njani. Kulungile limlalele manje lapha ekhuluma kulungile. Petro, Simon Petro, inceku lompostoli kaJesu Kristu, kulabo abazuze ukholo oluligugu olufana lolwethu ngokulunga kukaNkulunkulu nomsindisi wethu uJesu Kristu. Ukuthula akwandiswe kini ngolwazi lukaNkulunkulu lakuJesu Kristu inkosi yethu. Njengokwa kwamandla akhe obuNkulunkulu usinikezile zonke izinto. Ngubani ozakudla ilifa lomhlaba futhi lazo zonke izinto? Qiniso kumayelana, yebo kulungile. Lokho okumayelana lempilo lobuNkulunkulu ngolwazi lwakhe lo osibizileyo enkazimulweni kusiya enkazimulweni okungakho siphiwe ezinkulu kakhulu isithembiso esiligugu ukuze ngalokhu libe ngabahlanganeli besimo sobuNkulunkulu seliphephe ekuboleni. Lilalele lokho okusemhlabeni ngenxa yenkanuko. Inkanuko yemali, inkanuko yezinto ezinkulu, inkanuko yodumo nezinto zifile kukholo. Asilandaba itende kumbe ikotishi ngibe lani le ndaba. Ukuphila kumbe ukufa, ukutshona kumbe ukugalula, le yiyo into engithakazelayo umbuso kaNkulunkulu. Loba ngiyanakakela ikhaya lami, loba ngiyanakakela imuli yami, loba ngiyanakakela loba ikuyini manginakakele uKristu ithemba lethu lenkazimulo. Ngakhe mina onkosi kulokho uKristu kabe inhloko yami. Lokho kusebenza kimi esisekelweni sami ukholo lwami olukuye. Yeka amandla ulwazi ukuzithiba ukubekezela ubuNkulunkulu nomusa kubazalwane kusebenze phakathi kimi onkosi kungumkhuleko wami. Angilandaba ukuphila kumbe ukufa, ukutshona kumbe ukugalula, inhlangano yenkolo kungela inhlangano yenkolo, ngani kumbe kungelami ngani. Yeka lokho kusebenze kimi. Yeka amandla kaKristu ulwazi lwakhe lugelezele phandle ukuze ngenelise ukufundisa labo. Ngoba uNkulunkulu ubekile phakathi ebandleni abapostoli, abaprofeti, abafundisi, abelusi nabavangeli, konke kungoko kuphelelisa nokuletha amandla wonke lawo kukho ekupheleliseni kokubuya kwendodana kaNkulunkulu. Linye lalinye lalawo matshe angawakha ephuma kuleli lokhu kwaphuma kulokho kunye lakunye kwamandla lawo ngokwakhe futhi kuthululeka kuvela kuye. Sehla ngakho, amen.
Where does it all go?
Sekulihola lethumi lambili nta. Sokusiya ngapi konke? Amen. Liyamthanda yena na? Liyakukholwa lokhu na? Lalela wena omncane. Udade Kit uthe kulokhu kusa. Mfowethu Bill, angazi kumbe ngiza kuya ngikubone njalo. Lokho kuphose kwangibulala. Boni, ucabanga usesiba mdala futhi yena unjalo. Ngakhuleka kuNkulunkulu kubana amgcine lo mfowethu Kit isikhathi eside. Ake ngilitshele asazi ukubana siza kuba lomunye lamunye kuze kube nini. Angikwazi ukuthi ngiza kuba lani kuze kube nini. UNkulunkulu angangibiza angisuse emhlabeni. Yena angangibizela kwenye inkundla yomsebenzi. Engakubizela kwenye indawo. Asikwazi kodwa asizuzeni. Singavumeli lokhu kusedlule nje. Asikuthatheni lokhu. Nanko ke eBhayibhelini. Nanku lapho uhambelana lakho konke futhi aluba bengi lesikhathi sokwenza awungeke ukwenze ngosuku olulodwa. Uyakwazi lokho kodwa ungabambisana yonke into ndawonye khangelisi lapho siqeda ngalowo mbiko lapho lapho uyabona lokhu umoya ongcwele akwenzayo emdulini awukuboni na bangaki ababe lapho leso sikhathi bona qiniso wehla phansi wadeba phansi into efanayo leyo ingilozi yenkosi bona kuliqiniso ungayekeli kukuphunyuka bambelelani kukho bantwana bambelelani kulokhu kumbula yakha phezu kokholo lwakho amandla ulwazi ukubekezela manje lapho icabanga bengile siqephu sephepha lapho nxa ngingazange siwise kwenye indawo lapho ngithumayela kulungile nansi lapho ngiyabonga mfowethu ngiyabonga kakhulukazi nxa ufuna ukukhangela kukho futhi ubone nxa kuleyinye into lapha ongayiyenelisa mhlawumbe yiphethen engcono kulalokho okulapho ukuthi ungenelisa ukukopha okunye kwakho ngiza kunamathelisa lapho futhi ungakhangela ngikho ngeqiniso futhi ubusuku bhala khonapho futhi ngifuna likuthathe futhi likufunde futhi likuqathanise futhi bese lisenza njengoba kusitsho ungakufundi nje uqathanise kodwa yenza njengoba kusitsho lapho ukwenza kuthathe ngokuqiniseka wena ngokwakho ungathi awu ngikholisile ukukulalela nami futhi kodwa ukukulalela futhi ke ukukwamukela kwahlukile bona kwahlukile bona kulezimo eziyisikhombisa ukwenza isimo sikaNkulunkulu kulezi khathi zebandla eziyisikhombisa lapho uNkulunkulu alethe ibandla kulesi simo futhi yena ube lezithunywa eziyisikhombisa ukwenza lokhu kule sikhombisa isikhombisa isikhombisa bona isikhombisa inombolo kaNkulunkulu yokuphelelisa futhi ubuthathu inombolo kaNkulunkulu yokuphelela ngakho kulokuthathu futhi lezikhombisa ezintathu ngakho ngesamo ngokukamoya ngokwelizwi ngobufakazi bukamoya ongcwele konke kwakho kuphelelise into yonke endawonye asikufundeni asengezeni ekholweni lwethu izinto lezi ngakho ukuthi sibuye phakathi ekugcwaleni kwesimo sikaKristu sibanjaniswe endawonye nguthando lobuNkulunkulu ukwesaba uNkulunkulu ukuhlonipha enhlizweni zethu komunye nomunye ukuhlonipha okujulileyo komunye namunye umusa kubafowethu nakubodade kungelamanyala kungelanje kodwa ukuhlanzeka kukamoya ongcwele ephila bona philani ndawonye ngoba ngumKristu hamba ngukhulu vumela amandla kaNkulunkulu ageleze kuwe vumela ulwazi lukaNkulunkulu lapho kusiza kokulungileyo lokungalunganga lapho udevil eletha into engayisiyo kanye lombhalo suka kuyo lokho kuqondile ngiyakucabanga labo abapostoli abazange benze njengathi bahamba mhlawumbe amadoda amazwi amalutshwane baze bafike kupuphithi babe bengena phakathi futhi benze lokho abafanele ukwenza futhi baphume yebona umzana babe lamandla babengaphikisani labantu babe sazi lapho ababeme khona yikho kuphela babe mazi lo abamkholwayo baqhubeka behamba bese moyeni besenza kuphela njengoba ngatsho ngobunye obusuku ukulebuza nje okuncane yikho kuphela uNkulunkulu ayemele akwenze kwakungelanto eyayingabamisa abazange babuza njalo bafunda futhi bathikaze futhi bakhathazeke njengalokhu sikwenza ukuthi ufanele benze lokhu kumbe lokhuya baqhubeka bakwenza loba kunjalo ukulekuza nje okuvela kuNkulunkulu lokho kwakwenza khona nje masinya ngani babengakwazi njani ukuthi kwaku yikulekuza okuvela kuNkulunkulu babela wonke lawamandla alapha zonke izimo lezi futhi ukulekuza kokuqala kukaNkulunkulu kwaqathana kanye lakho konke kwalokhu futhi kanye lelizwi lakhe babakwazi ukuthi kwakulilizwi likaNkulunkulu futhi nampo bahamba abazange bakhathazeka ngolunye ulutho lapho uNkulunkulu ekhuluma bahamba siyakhuluma uNkulunkulu uyakhuluma kithi futhi thina sizathi awu siza kuliqalisa siza kubona nxa singaphila limpilo into yokuqala uyazi omunye umuntu uyakuzondisa awu qiniso lo nguDevil ubumele umpolile yena uzama ukungenqabela kulomhlangano kulokhu kusa kumele ube lakho lokho kwesinye isikhathi isihlawu kumele ngilwe sonke isikhathi ngikhuluma ngomhlangano futhi nxa ngiza khulekela abagulayo futhi omunye umuntu esifa futhi engasindiswanga kuza kuba lokungena kwecingo ezingamajumi amathathu ngemzuzu elijumi nxa bengakuthola lokhu masinyane
Ugu nge abela kukho. O mfowethu Branham kufanele wenze lokho kodwa kulo mphefumulo osengozini. Qiniso yebo. Ngobunye ubusuku ngabizelwa kwenye indawo. Umfana omncane ngakhuluma laye phansi lapha. Kulokhu lithi likubiza lisithi ikuyini i-supermarket. Iminyaka emilutshwane edluleyo yena waba isidakwa. Ngangimazi umfana omuhle olungileyo kodwa wayeyisoni. Futhi ke unina wafona. Ngicabanga wafonela uDoc izikhathi ezimbalwa. Nga wafona futhi base befonela uBhili. Futhi ngacina ngiwuthola umbiko. Futhi lapho ngiwuthola umbiko. Qiniso lonke angaze ngibe lokulwa okungaka empilweni yami ukuyafika kulumfana. Futhi ngathi ngifika lapho lumfana waye engasangazi. Nanguke elapho elele lapho eqalekile futhi nje eqhubeka njalo uyise ezama ukumbambatha futhi esithi sithandwa futhi lindoda ilamajuma amahlalo phose iminyaka engabajuma amahlalo lanye futhi esithi sithandwa lokho futhi lala uthule futhi wayezama ukuvuka ingalo zakhe ezincinyane ezinkulu phose ezinkulu kalokho umfana wayegcwele imvukuzane waze kwangabi lutho kuphela imvukuzane yodwa zonke izitho zomzimba wakhe zazile imvukuzane legazi lakhe lali imvukuzane yonke into futhi nangu ke elapho ezama ukuvuka futhi eqhubeka kanjalo ngamthatha ngesandla ngathi Woodrow lo ngumfo wethu Branham uyise wathi kawazi na lo ngumfo wethu Bill Woodrow lo ngumfo wethu Bill yena wathi kanjalo futhi uyise wakhangela futhi wathi Bill uphuze kancane nje ukufika ngathi hatshi kangako yena ulapha ngibe lempi futhi abanye futhi abafani izoni babe mile khonapho abanye bezihlobo zakhe ngathi ngiyabona abafana lungiselelani ngoba lizafika kule ndawo mele lifike khona phansi lapha boni mhlawumbe kungasi ngemvukuzane le kungafika ngeyinye into phandle le emgwaqeni omkhulu usophela ukufa kumbe okunye kumele ufike kikho sakhuluma lapha ngangimelele ukubona lokhu umoya ayeza kutsho ukuba ngikwenze ngilindele into yokuqala liyazi ngezwa lokhu kulekuza okuncane beka izandla zakho kuye ngahamba ngathi lonke kothamisani amakhanda enu bonke bakhothamisa amakhanda abo abafana ababili kumbe abathathu abancane phakathi lapho ngabeka izandla zami phezu kwakhe ngathi inkosi nkulunkulu kumela umfana aphaphame abekwazi lokhu aza kwenza engakahlangani lale into usesifa udeveli usemthandele futhi usehamba futhi unathele ukufa futhi nangu lapha kulesi isimo ngiyakhuleka woba losizi kuye futhi lapho sengimkhulekele ukuso kulandelayo wayesehlezi ekhuluma loyise uBusty Rogers owa bangibiza lapha phansi ezibhedlela kungasikude ngangiphandle le ngalolo suku ngemva kokuba ngitshumayele eMiltown lapho uGeorge Carter omncane wasiliswa lonke lina liyakukhumbula futhi lapho umfowethu Smith ngitshumayelwe eMethodist ward nxa ekhona umuntu owabhabhathizwa ebizweni likaJesu Kristu phuma phandle phakathi kwetende lami kanjalo phezulu le eTottenford ngibambe lowo mhlangano phezulu le futhi wangicala ngakho konke wawungakucabanga angizange ngikhulume lizwi ngahamba ngaqhubeka ngangilo kuthunywa inkosi yayingitshengise umbono kwakule wundlu phansi lapho laligwegwiwe kwenye indawo phakathi enkangala lonke liyawukhumbula umbono lonke lina ngicabanga liyakhumbula liyawukhumbula na qiniso konke kulungile ngakho ngangisehla phansi enkangala lapho ngizingela lona ngaya eTottenford umfowethu right lapho uyakwazi sahamba khonale sasingazi okokwenza ngathenga ibhokisi elincinyane lesipho okwamasenti alithumi ngangiza kuya phandle khonale ngime khonapho futhi tshumayele emastepsini yena wathi wayesiya phezulu esiqongeni sentaba ukuyathengisa ngahamba naye kwakule bandla elikhulu elidala lebaptist lakhiwe phezulu lapho ngelalutho inkosi yathi kimi mana khonapho ngathi ngichiye khona lapha mfowethu right ngam yena waqhubeka wahamba khona phezulu futhi waphendula ngaya lapho khonapha futhi angizange ngenelise ukuvula umnyango ngathi inkosi nxa ukulokhu ufuna ngingene phakathi ebandleni ngivulele umnyango ngahlala phansi lapho futhi ngangicabanga ngezwa omunye umuntu esiza weza futhi wathi linjani ngiza kutshela wathi ufuna ukungena phakathi ebandleni ngathi yebo numzana yena wathi ngilaso isihluthulelo lapho saqala umhlangano iviki yokuqala kwakungela lutho ubusuku buqala ngangilo mbuthano mfowethu right futhi lemuli yakhe into yokuqala liyazi ekucineni kweviki babengasenelisi khona ukuba misa egumeni ngitsho. Ngoba kunjalo, lelo wundlu lalingakezi. Umfowethu Wall wasindiswa ngaleso sikhathi. Umalusi lapho kathesi bonke babo angizange ngenelise ukuthola lapho iwundlu leli elalikhona. Ngemva kwesikhathi, phandle kweChurch of Christ, phansi kwentaba, leyo nkazana encane, iminyaka esificamunwemunye, futhi lenyanga eyisificamunwembili, ngazange wavuka elele lapho, nangoke elapho. Lonke liyayazi indaba yebo nomzana futhi ngaleyo mini lapho uPastor Rogers iqawe elisiqhaka esikhulu limi lapho ngahamba phandle lapho futhi kwakumi umputhano kaMfowethu Smith ukuthi ungihleke ungiyeyise ukubhapathiza ebizweni kaJesu ngangena emanzini aludaka aseTottenford lapho ababele phezu kwesifudlane le futhi nje siduma kanzima ngamandla onke amadikoni ambalwa angena kanye lami Ngathi ngimalapha limini ngimela imbhalo engcwele kaNkulunkulu ngathi ngibale eBhayibhelini lapho uPetro athi khona phendukani lonke ngibhapathizwe ebizweni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu ngase ngithibilika nganikeza ibhuku komunye wamadikoni ngaphuma lapho futhi ngathi noba ngubani othandayo lo ophendukayo ezonweni zakhe ulelungelo lokubuya ngangena lapho phakathi emanzini ngathi khangeleka kimi ukuthi ingilozi zihlezi kuzo zonke iyinkatsha kathezi zikhangele oh mina ngesikhathi ngibhapathiza mhlawumbe ababili kumbe abathathu umbuthano wakhe wonke bona abesifazana kanye lezigqoko zabo ezinhle zesilika ababezigqokile betshaya lawo manzi beklabalala phezu kwamanzi abo ngababhapathiza wonke umbuthano wakhe ebizweni likaJesu Kristu liyakwazi ngilo mfanekiso wakho nanko ke lapho kwakuyini ukwengeza emandleni akho boni kujiye kunjalo uNkulunkulu uyakwazi ukuba akwenze njani uNkulunkulu uyakwazi ukuthi izinto lezi zigcwaliseka kanjani bajiyeni bekhuluma lokho abakufunayo ngakwenzi ngitsho lo mahluko qubeka nje usiya phambili uPastor Rogers emile lapho wathi esebone lokho wathi ngathi ngiyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yami futhi emanzini weza kanye lempahla zakhe ezinhle ezigqokile futhi wabhapathizwa ebizweni likaJesu Kristu phose emithathu kumbe emine iminyaka edluleyo bangibiza phansi lapha esibhedlela eNew Albany nangu lapho ekhona esifa kanye ngemvukuzane yayisimdlile yena nje odokotela bamnika kuze kufike ukusa okulandelayo ukuphila bathi yena usesifa manje bathi woza khona manje ngahamba phansi khona endlini lapho ngikwenza ukuma lapho futhi ngikhuleke yena wathi bhili kulomcilo wamakhosikazi ubhoda ngase ngosini lapho futhi ngajibilika ukuthi ngikhangele ngathi pasti isivumelwano awuyikufa isivumelwano segazi siyakusindisa ngabeka izandla zami phezu kwakhe ngathi Nkosi Nkulunkulu kona kanjani umbono le lo otshengisa ukuthi wena ulapha isivumelwano sakho siyilokhu ukuthi ngamanxeba akhe thina sisilisiwe ngabeka izandla phezu kwakhe futhi lapho wasila bamkhambisa endlini futhi phose iminyaka emine kumbe emihlanu phose iminyaka emine sigola sikhwela sisehla imfula lakho konke senzakala futhi lapho imvukuzane eyayikhona futhi ngasemphinjeni wesisu yayisiwomisile kwaba liqhuku elikhulu elomileyo odokotela ingcwethi zesibhedlela zamtshela ukuthi babelokwelapha kwe-cobalt eyayingelula lokho ivumele ukudla okuningi kwehle ngesikhathi sinye yena wayesiba lesikhathi esinzima sokuthatha ukudla okuningi wayemele adle mbijana mbijana wayesehamba ngakhona ukuba kwenziwe angizange ngazi ukuba yena wayekhona lapho ngakho bathi bemhlinza bathola ukuthi wayeseqatsha futhi wayesewoma uhlangothi wawomisa umhlubulo wakhe kusehla kanje futhi into kuphela ayengayenza kwakuyikukhalela phansi nje futhi wasethola impenseli njengalokhu futhi athi futhi azame ukubhala equqa nje kanjalo kanye lesandla sakhe esiphilileyo sandla sakhe sokhuhlu somile futhi kwabhala isandla sakhe uJesu uyasindisa 1900 futhi lokunye abazange bakuthule ngakho manje lapho umfazi wakhe esithi owethu Branham angazi ukubana uJohn ngalokho ngathi inkosikazi Rogers akujoye kwakuyi 900 futhi lokunye lapho asindiswa futhi wabhapathizwa ebizweni likaJesu phansi le yikho oseku badala khona manje yena akesabi ukufa ngathi Nkosi Nkulunkulu gcina impilo yakhe ngiyakhulekela ebizweni likaJesu ukuthi uza kugcina impilo yakhe ngabeka izandla phezu kwakhe ukoma umhlubulo kwamthiya ukuqatsha kwema futhi waphakama empedeni futhi yena uphakeme kathesi esipha ubufakazi ngezelela ekholweni lakho amandla ngezelela emandleni akho ulwazi elwazini lakho ukuzithiba ekuzithibeni kwakho ukubekezela ekubekezeleni kwakho ubuNkulunkulu ebuNkulunkulwini bakho uthando kubazalwane la kuthando kubazalwane umoya ongcwele futhi uKristu uzabuya ngoba ngaphansi nje kwakhe umoya ongcwele ngumoya kaJesu Kristu ebandleni akutshengisa lawo mandla omina nanku lapho sokuyikota ngemva kwejumi lambili
ngiyathanda ngiyam thanda yena ngoba yena wangithanda ukuqala khona phansi lapha ungakabi yilutho futhi wathe wenzani yena usindiso lwami esihlahleni seKhawuvari
pho ngiloko kanjani ngoba yena wangithanda mina kuqala
ngiyam thanda yena ngiyam thanda yena ngoba yena wangithanda mina kuqala
nanso imbangela
futhi wabhatalela usindiso lwami esihlahleni seKhawuvari
ngiyathembisa kulokhu kusa kuye kanye lenhliziyo yami yonke ukuthi ngosizo lwakhe futhi ngomusa wakhe ngiyakhuleka ukuthi ngiza kudinga nsuku zonke kungelakuma ngize ngizwe zonke lezi izimo sinye ngasinye zigeleza kulesi simo sami esincane esidala ngize ngibe isithengiselo sikaKristu ophilayo ngoba yena waba yisoni njengami ukuze ngibe ikulunga kukaNkulunkulu njengaye yena wathatha indawo yami Nkosi ngivumele ngithathe eyakhe manje ngoba yiyo injongo yena ayifelayo bangaki abazathembisa into le efanayo musa kaNkulunkulu amakhanda ethu ekhothanisiwe manje futhi lezandla zethu ziphezulu
ngiyathembisa
Nkosi ibandla leli liyakuthembisa isimo esigcweleyo sikaJesu Kristu
ngoba yena wangithanda kuqala futhi wabhatalela usindiso lwami esihlahleni seKhawuvari.